Kodwa ngimangele kakhulu khona ontanga bethu abancinyane kulokho kusa abancinyane uyazi abancinyane ofefe labo fifi abancinyane uyazi abalichumi lesithupha futhi bayabuya ebandleni uyazi mayelana amankazana amancinyane phose ubudala lobo bafuna ukukhangeleka bebahle liyazi bona uyazi inwele zonke ziphothiwe phezu kwekhanda labo ngibananzelele lapho ngithumayele ziqhubeka nje zithombuluka zithombuluka futhi ngemva kwesikhatshana basebezifuqela ngemuva bezisusa ebusweni babo ukuphothana konke sokuqondile unkazana omncinyane okada dewethu Downings futhi ngamnanzelela futhi omncinyane kamfowethu Collins ngubani ibizo lakhe omncinyane ubhethi omncinyane ngingathi nje ngihleke kancinyane ngaphakathi kodwa ngabona bonke ubuhle liyazi konke kulungisiwe futhi ke ngokuqondileyo kwaku awu zibusiswe inhliziyo zenu sithandwa libahle kimi kungenani kunjalo ubuhle ngumoya omuhle obuya futhi uhlale emhlanganweni njengalokho futhi ulalele ivangeli yikho okwenza inkazana ibenhle futhi ngicabanga ukuthi loba nguphi umfana oqotho ofanele ukuchata ucabanga into efanayo ngiyabonga mnumzane lokho kuhle omunye umuntu uvumelana lana ukuthi lokho kuhle kulungile ngiyakholwa ukuthi lokho kuliqiniso manje akumangalisi lokho na ngivule khona kanye kuDaniel 9 lapho ngivula iBhayibheli lami manje ngivame ukutshela umuntu wonke bengakawakhuphi amabhatshi abo labo abalesikhala eyembeni yabo ngakho ngiyathemba eyagayila kodwa sengabona isikhathi lapho engangi ngenelisi ukulikhupha lilesikhala eyembeni qiniso eline leyo futhi ngiyathemba leyi gayilaso manje okwami uqobo si futhi ngiyakholwa okomputhano siyathakazelela ubukhona bukamoya ongcwele lokhu kusa futhi siyathakazelela ubudlelwano lobukhona bomunye lamunye kumnandi kanganani kuhle kanganani kuthokozisa kanganani kubazalwane ukuthi bahlale ndawonye ebunyeni kunje ngamafutha okugcoba aligugu ehla phansi endevini zika Aaron yonke indlela kusiya emphethweni wesambatho sakhe ngihambe ukuya kudla lamuhla ngale eBlue Bowl futhi ngubani engahlangana laye kodwa umfowethu uBill lapha lo dadewethu Dauch ohlezi lapha yana esidla nje ekhangeleka isedlula zonke inkuku ekhazindiweyo engake ngayibona futhi nje sisiba lesikhathi esimangalisayo ngijuluka ngayo liyazi ngahamba ezitezini eziphezulu futhi ngahlangana lengxenye enkulu yebandla phezulu le futhi babefuna lokungibhadalela ukudla kwami kwakusihlwa manje lokho kwakukuhle sibili ngiyakuthakazelela lokho lapho ngifika ngekhaya nangu esiza uBhili lebhokisi lamata amatisi omunye angilethele lona yonke indlela kusuka kulelo elihle eliqandelelayo ilizwe laseGeorgia phansi le lapho okuphole khona kangako phansi le bayangitshela phose ngalesi isikhathi khona ke ngahlangana lomfo omncinyane phandle ngangiphuma ekubonaneni kwami labantu limini futhi ngisiza phansi ebandleni phose ihola lengxenye eledluleyo futhi omncinyane sengathi umfo omncinyane ngaphandle wathi ngathi kuyachisa yena wathi show kunjalo ngaba kwazi ukuthi wayevela eGeorgia ngakho wathi sibili kuyachisa phansi eGeorgia awu siyazama ukuphepha indawo echisa kakhulu asinjalo na yikho lokho esingakho lapha ngiyabonga kakhulu bangani ngokulunga kwenu konke kuyini engingakwenza ngaphandle kwenu kuyini engingakwenza ngaphandle kwenu nga ngingela muntu ongithandayo kungela muntu owayengalalela umbiko wonke umbiko wami wawuza kube ungelancedo lakancinyane ngingeke ngiwuchumayele emapholini amafoni lezihlahla kungeke kuzwisise ngakho kumele kube ngabantu njengani lonke abazabuya futhi balalele kuwo futhi lapho lisiza futhi lihlale endaweni echisayo njengaleyi futhi ku umkami uthe uphose watcha ngemuva le kulokhu kusa futhi ukubona abantu futhi kwesinye isikhathi abantu abagulayo abahlezi kuyo yona imihlangano njengalokho uNkulunkulu aliphe elihle ikhaya eliyithandekayo enkazimulweni. Ngumkhuleko wami futhi nje ngiyathemba lokukholwa ukuthi uza kwenza lokho. Manje kasiboneni ibhatshi lami ukhona olithethe ngapha futhi kufanele ngenze ukubala okuncane lobo busuku. Bangaki abakholisayo ingxenye zokuqala zalokho na? Oh, aluba kwakungajisi kakhulu nje, sasiza kuqhubeka nje sihamba siqhubeka iviki yonke kanye lele buku lesambulo. Ngiyalithanda nje ngiphila phakathi kwalo nje, futhi lina khulekani sengathi lisenzela mina liviki ngoba isonto elandelayo ngi inkosi ithanda kufanele ngihlangane lalokho ngibeka lawo maviki ndawonye. Futhi leyo yinto engingazi lutho ngayo, futhi ke ngiza kuthemba nje inkosi ukuthi iza ngitholela impendulo. Futhi ngibale amadoda athile ajineyo, lawo akhuluma ngakho, lawo abhala ngakho. Ngibale amanote abhalwe ngaphansi lapha ku-Dr. Schofield, isifundi esikhulu, kodwa ngeqiniso kangenelisanga ukuvumelana layo. Kwamaningi amanote akhe abhalwe phansi ngoba kangikuboni lapho kumele kuyenze umfanekiso ube kahle. Kathesi nxa ububeka ndawonye njengephazeli ephicayo ndawonye, futhi into yokuqala uyazi wena uthi, oh, lokho kuya phezulu lapha, hatshi ngileqiniso lokho kuya phezulu lapha. Awu, kufanele ukhangele lapha iphetheni yakho ukubona lokho okwenzayo. Futhi ke nxa ungakwenzi uza kuthola izinto zakho zixubanisekile zonke. Manje aluba wawuthethe wawulomfanekiso welizwe elikhulu emaphandleni amahle, futhi lenkomo idobha utshani phezu kwesiqongo sesihlahla, manje lokho bekungasoze kube kahle, bekungaba njalo na? Ngoba kayidobhi utshani phezu kwesihlahla. Ngakho yiyo indlela okuyikho nxa wena umoya ongcwele ungabeki lowo mbhalo ndawonye, khona-ke ulawo wonke umfanekiso omkhulu wokuhlengwa. Yikho lokho esikufunayo, iqiniso, futhi size sibe kwazi iqiniso. Siza kuthiya nje kunjalo, futhi-ke lapho uNkulunkulu esipha iqiniso, awu, khona-ke ngiza kukhuluma ngalo. Liyazi ukuthini? Ngiyathemba umfowethu uRoy Slaughter la labanye abangabakudala lapha, labo abaqalisa emuva kudala-dala, kwakukhona okwakuphose ngiyathemba iminyaka yokuqala emithathu kumbe emine yenkonzo yami khona lapha eTabernakele. Ngangingenelisi lokuthumayela ngesifundo sesihogo ngoba ngangingenelisi ukubona ukuthi kwakungaba yindawo evuthayo loba kwakulingcwaba, futhi sonke isikhathi ilizwi likhuluma ingcwaba ngangithola ukutolikela kusithi hayidesi, ihayidesi lingcwaba. Sonke isikhathi likhuluma ngesihogo ihayidesi ingcwaba, futhi ngakuthiya nje kukodwa ngaze ngathola ngokuqotho lokho engangikhuluma ngakho, khona-ke ngathumayela ngesihogo. Ngakho lapho sengithole okweqiniso umfanekiso wonke, futhi ngabona lapho okwakukhona, ngoba ngizwa ukuthi umthumayeli ulomlando kuNkulunkulu. Lokho akutshela lelo bandla ngoba baza kubambelela kulokho. Futhi-ke manje-ke aluba ngibenza babambelele endaweni engayisiyo, futhi-ke isikhathi siyafika lapho lokho kubambelela kungeke kume bona. Futhi kulo mbono inkosi eyangipha wona isikhathi esedluleyo, lapho lezo zigidi, lapho lo ekhuluma kimi wathi uzakwahlulelwa kuqala ngevangeli oliyithumayelayo, ngathi ngithumayela into efanayo uPaul ayenzayo labo bonke abanye. Futhi zonke lezo zigidi zamaphimbo zaklabalala, siphumule phezu kwalokho. Lokho kwakuyikho bona kuqondile. Ngakho ngifuna ukuqhubekela phambili lobo busuku kathesi ukuze singathathi isikhathi eside kakhulu, futhi lingakhohlwa kathesi kulokhu kusa. Ngilamanothi amancane lapha lokhu kusa. Ngikhulume ngoDaniel ekuthunjweni, uGabriel esiza kuye futhi wamlayeza ngesikhathi esizayo. Yikho lokho ebesilakho lokho kusa, isilayezo sesikhathi esizayo. Manje lobo busuku sikhuluma ngeinjongo ekasithupha yokuvakasha kukaGabriel kuDaniel isonto elandelayo inkosi ithanda. Ngibeka amaviki angamachumi ayisikhombisa lapho amele abe khona emumeni wesikhathi, futhi kungaphi lapho esime khona. Manje nxa singafumana lokho kuphela futhi sikwenze kube liqiniso kuqiniseke khona ke siza kuba kwazi nje ihola esiphila kulo manje kasikuba kwazi ukuthi ubuya nini akula oza kuba kwazi lokho uJesu kakwazi ngokwakhe wathi wayengakwazi wathi ubaba nje kuphela wayekwazi lokho ngitsho lezi ngilozi azikwazi akula lo yedwa wethu okwaziyo ukuba ubuya nini kodwa singenelisa ukutsho ihola lelo isikhathi esiphila kuso sisazi nje ukuthi singaba seduze okunganani manje ukubuyela emuva kancane ngoba abafana bathatha amathepu alokho imitshina iyasebenza ngemuva ekamelweni futhi amathepu yebo ayathunyelwa phandle yonke indawo manje isifundo salokho kusa emva kokuba sisikhangele ngemuva esahlukweni 4 lo 5 khona ke sabamba siqala ngesahluko 9 sika Daniel futhi manje lobo busuku siyaqhubeka ngesahluko 9 ngaphambi kokuba sisondele kiso ngasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana futhi sikhulume lomlobi welizwi uNkulunkulu wethu olomusa sileqiniso ukuthi uyazi yona inhloso uqobo yenhliziyo yethu uyazi kungani silapha futhi uyazi ukuthi asizange sibuye lobo busuku nje ngoba sicabange ukuthi kuza kuba indawo enhle yokubuya ukuzithathela ukuphumula okuncane okwemini baba angikholwa ukuthi kulomuntu oyedwa lapha ongo waleyo njongo ngiyakholwa ukuthi silapha lobu busuku ngoba siqinisekile sibili sithembekile futhi sifuna ukuba kwazi icho kanje inkosi siyakuthanda wena nkosi futhi siyalithanda ilizwi lakho futhi nxa lindawo osiphe yona uphahla nje phezu kwekhanda lethu futhi lalezi izitina zekhonkili silokubonga kuwe ngale indawo ngoba siyakholwa ukuthi kule khaya ngale kwesibhakabhaka lapho esiyakhona leyo ndlela futhi sicabanga ngokwabo khokho bethu abangazange babe laleli thuba futhi kusenza sikhothamise inhliziyo zethu ngenhloni nkosi ukuba sikhonone manje baba siyakhuleka ukuthi uzavula kithi lobo busuku umbhalo woza sihambisane ngaseceleni ilo lalo wethu lapho sisehla phansi kulumgwaqo lobo busuku khuluma kithi njengalokho wakwenzayo kulabo ababe siya eMawusi bevela eJerusalema ukuthi lapho inkonzo isiphelile lobo busuku singahamba emakhaya ethu ahlukeneyo futhi sithi azizange zivuthe na inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu lapho simuzwa ekhuluma ngelizwi lakhe busisa ukubala busisa imizamo yami ebuthakathaka nkosi vula umlomo wami kulokho okuliqiniso futhi uvale kulokho okubi futhi uthole inkazimulo kuwe ngokwakho lenkazimulo ebantwini bakho ukuthi bengabona ihola esiphila kilo lokusondela kokubuya kwenkosi uJesu ngoba siyakucela khona kwelakhe kwelakhe ibizo ibizo lika Jesu Kristu amen manje ukuphinda sibeke imibhalo yethu okwesikhatshana esimbalo siyathola ukuthi uDaniel wayesekuthunjweni okweminyaka emide engamajumi ayisithupha lesificamunwembili cabanga ngakho manje lina lephepha lenu lempenseli labo abangakutholanga lokho ekuseni lingakudobha lobo busuku kusukela ngo-AD 606 kusiya ku-538 Tata u-538 kusukela ngo-606 lithola iminyaka engamajumi ayisithupha lesificamunwembili uDaniel wayese eyisithunjwa. Kungela bandla elokuya kilo, kungela ntshumayelo zokulalela, kungela lutho, kodwa wayelamabhuku imiqulu lawo umprofeti phambi kwakhe aye waprofetile futhi kwakunguJeremiya. Manje lapho ekutatitsheni kwemibhalo, wabona isikhathi sasesibaleka ukuthi isikhathi seminyaka engamajumi ayisikhombisa futhi uDaniel wakholwa ngokuqiniseka lonke ilizwi uJeremiya umprofeti alikhulumayo futhi ngithi kulokho eklasini yami lobo busuku akumelanga sikholwe abaprofeti bethu na yebo numzana ngoba ilizwi lenkosi labuya kubaprofeti balo icho kanje inkosi futhi umprofeti weqiniso ngasoze achiyane le lelizwi lomunye umprofeti kabasoze balenze litho into engalichongo. Baza kutsho nje khona kanye lokho umprofeti weqiniso akutshoyo, lokho kubenza babe ngumprofeti. Khona ke lapho bethola lokho futhi ke bayakhuluma ngaphambili lokho okuza kuza besazi lokho ngokwesaba enhlizweni zabo, funa bengatsho into ephambukileyo futhi kukhokhele omunye ekulahlekeni. Kasifuni ukwenza lokho, sifuna ukuqiniseka ngokuqotho ukuthi silelizwi lenkosi, singakatsho ukuthi itsho kanje inkosi bona. Kufanele kube ngoqotho umbiko oqondileyo ovela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Kungenjalo kasifanelanga sikutsho. Manje lapho ekufundeni imibhalo wabona ukuthi iminyaka engamajumi ayisikhombisa yayisiyaphela. Ngakho yena elapho iminyaka engamajumi ayisithupha lesificamunwembili kusele iminyaka emibili kwela kusasa kuze kuthi uNkulunkulu abuyisele abantu bakhe elizweni lakibo. Lapho esemkhulekweni siyathola ukuthi kwakule ngilosi elamandla eyavela ezulwini, ukhona ongabiza ibizo lakhe na uGabriyeli, futhi uyingilosi ebandleni lamaJuda. Bangaki abakwaziyo lokho, yonke indawo nguGabriyeli. UGabriyeli yisithunywa ebandleni, ibandla lamaJuda. Weza kuMariya, weza kuZakhariya, izikhathi zonke nguGabriyeli, futhi ungomunye wezingilozi ezinkulu zasezulwini. Futhi akalethanga yini umfowethu uDanyeli ukubingelela okumangalisayo okuvela kuNkulunkulu? Daniyeli, othandiweyo kakhulu, akungeke kukwenze uzwe kahle lokho na, ukucabanga ukuthi uNkulunkulu wakuthanda. Aluba ngingathandekanga kakhulu, ngingathanda nje ukuba kwazi ukuthi ngingathi ngithandiwe kancane phezulu le ubungasoze na sibili. Sengathi nje woku ucabanga ngami kanye ngesikhathi kungangenza nje ngifune nje ukuklabalala ukucabanga ukuthi uyanginakekela, futhi silesiqiniseko sokuthi uyasinakekela. Ngoba lapho sisaseyizoni uKristu wafa endaweni yethu mfowethu, futhi manje lapho sasingabafokazi kuNkulunkulu, manje wasenza saba seduzane kuNkulunkulu futhi wasipha isibambiso sosindiso lwethu, lokho kungumoya ongcwele. Futhi kanye lokholo phakathi lapho lolo olusiphakamisela ngaphezulu kwezinto zomhlaba, futhi siyakhwela ngaphezulu kwazo, lokho kuyakhazimula kayisikho na. Kulungile. Lapho esemkhulekweni uGabriyeli wabuya futhi wamtshela ukuthi kwakungasikho kuphela iminyaka emibili ngaphambi kokuba babuyele besiya elizweni lakibo, kodwa wamtshela sonke isiphetho saleso sizwe. Cabanga ngakho isiphetho sonke, uhambo lonke lomhlaba uGabriyeli wakucasisa kuDanyeli. Wathi wayethunywe ukutshela uDanyeli linto enkulu, angabe wezwa njani lowo mprofeti. Futhi wamtshela ukuthi kwakulamaviki angamajumi ayisikhombisa amiselwe abantu kuze kube sekupheleni leso yisikhathi sokugcina. Ngakho konke sokuphelile ukuphela, wathi kulamaviki angamajumi ayisikhombisa. Abanye babo bavumela lokho kube zinyanga, abanye insuku, abanye nxa kungamaviki nje kule mibili lekota yomnyaka kumbe umnyaka lekota yakho. Futhi bona lina nanko lapho okufanele sifumane ukuba liqiniso. Amaviki angamajumi ayisikhombisa amiselwe phezu kwabantu bakho okwenjongo yiphi, ngenxa yani, ngabantu bakabani ayemiselwe phezu kwabo? Abantu bakaDanyeli amaJuda. Futhi ayemiselweni hathi kuphela kuDanyeli, kodwa le dolobho likaDanyeli elingcwele, bona idolobha likaDanyeli elingcwele. Manje class, laliyiphi idolobha elingcwele likaDanyeli? IJerusalema. Futhi kathesi siza kuthatha mhlawumbe singene kukho lobo busuku. Yayingaphi iJerusalema? Ngubani owasungula iJerusalema? Lake lakucabanga lokho na? Ngubani owasungula iJerusalema? Yasungulwa nini? Siza ngena kukho emva kwesikhatshana. Ngubani owasungula iJerusalema? Mfana, kuyinto encinyane efihlwe emuva ekhoneni, kodwa ngeqiniso kuyakutshela, yebo nomzana. ubani owasungula iJerusalema futhi yasungulwa nini. Kulungile, futhi lelo lidolobho likaDanyeli elingcwele. Futhi siyazwisisa ukuthi lelo dolobha lelo manje laba yisiqalekiso okweminyaka eziyinkulungwane ezimbili lizakwakhiwa kakutsha, limiswe kakutsha njalo. Futhi inkonzo yethempeli iza kubekwa nje njengalokhu eyayiyikho ekuqaleni, kunjalo iJerusalema iza kuba khona. Manje futhi kuza kuba lo mhlatshelo, umnikelo wansuku zonke unikelwe njalo njengalokho okwakuyikho khona ekuqaleni. Siza kungena phakathi kokunenge kwalokho, ngiyathemba, lobo busuku kumbe okunenge kwakho. Manje ngifuna ukuthi libekwazi bangani ukuthi ukuchaya phezulu kwalezi zinto ngeqiniso ngichiya amaviki okufundisa. Kodwa sengathi ngiyakuchaya ukuze kuthi lapho umkhathi uphola kumbe ngaphambidlana kancane lapho singena kulezo mpawu ezisikhombisa, izitsha ezisikhombisa, impondo ezisikhombisa, zonke lezi izinto engingakhombela ngemuva futhi ngithi liyakhumbula emavikini angamachumi ayisikhombisa kaDanyeli. Liyakhumbula isikhathi sebandla lapho lisiya phezulu lalokho okwathatha indawo. Futhi lawa amaviki angamachumi ayisikhombisa kaDanyeli agoqela kusukela ekuhambeni phezulu kwebandla kuze kube sekuphendukeni kwebandla, leso sikhathi yiso esikuqogelayo. Manje hathi wonke amaviki angamachumi ayisikhombisa kaDanyeli, ingxenye yawo amaviki angamachumi ayisikhombisa amisiwe. Manje kwakule njongo ekasithupha ekuvakatsheni kwakhe emtshela lokho okwakuzagcwaliseka. Manje kwakule njongo ekasithupha yokubuya kwakhe. Manje lobo busuku ngithemba siza kuthiya lapha embhalweni okwalapho ebesikhona kulokhu kusa lapho okwakule njongo ekasithupha. Nanku silapha manje siyathola ukuthi kwakule njongo ekasithupha eyinye yayo. Manje kasithatheni isahluko sesine indima yesine indima yes 24 yesahluko 9 sikaDanyeli. Futhi amaviki angamachumi ayisikhombisa amiselwe phezu kwabantu bakho. Manje khumbula lolo yilo lonke uhambo lwama-Israyeli abaza kuba lalo kulomhlaba. Bamiselwe amaviki angamachumi ayisikhombisa amiselwe nje yikho kuphela okwabelwe kumaJuda. Phezu kwabantu bakho la, phezu kwedolobho lakho elingcwele. Ngakho ke lawa amaviki angamachumi ayisikhombisa manje lingakweqa kuza kwembula kusukela kuleso sikhathi kusiya ekupheleni kwamaJuda futhi njalo ekuphetheni kweJerusalema kuze kube le dolobho elitsha elizakwakhiwa. Manje ngiyathemba siyangena kikho kakuhle sibili lokujulileyo lobo busuku amiselwe phezu kwabantu bakho laphezu kwedolobha lakho elingcwele. Ukwenzani? Ukuqeda isiphambeko. Kuyini lokho amtshela khona? Manje wayezama ukufumana ukuthi kuyathatha isikhathi eside okunganani. Ngiyazi sisesikhathini sokugcina njengalokho esiyikho kathesi Nkosi. Bangaki kule class lobo busuku abakholwa ukuthi sisesikhathini sokugcina? Uthi amen. Ngiyabonga, sisekugcineni. Manje sizama ukufumana ngoNkulunkulu ukuthi kuyathatha isikhathi eside okunganani, yiluphi usuku esiphila kulo. Yikho sibuyela emuva futhi sidobha abaprofeti laba lokunjalo futhi sizama ukufumana lapho esikhona. Futhi yikho lokho uDaniel akwenzayo, wabeka ubuso bakhe kuNkulunkulu. Bangaki ababale uDaniel 9 lamuhla? Phakamisani izandla zenu kulungile. Liyabona umkhuleko wakhe ukuthi wenza njani isivumo sabantu bakhe, lesivumo sakhe. Wayefuna ukuba leqiniso ukuthi afumane lapho ababeya kubuyela khona ngoba wayefuna ukuthi alungiselele abantu ukubuyela. Manje lokho engizama ukukwenza yikufumana ukuthi kunini lapho esiya khona phezulu futhi ngilungiselele abantu ukuya phezulu labo ababelungiselele. Futhi sibeke ubuso bethu kuNkulunkulu ngemikhuleko lokunxusa ukufumana Nkosi lihola liphi esiphila kilo. Sibonile zonke lezi zinto ezehlukeneyo zisenzakala. Sibona umhlaba use nyakanyakeni. Siyabona isikhathi siseduze. Umbhalo wesandla usemdulwini. Yonke into uNkulunkulu ayikhulumayo. Siyezwa umongameli wethu ekhuluma ngokwenye impi. Khona kathesi ezayo. Siyezwa ukubikezelwa phakathi kwamahola amalutshwane emva kwempi. Kuyabikezelwa ukuthi izizwe kaziyikuba yilutho kodwa uthuli lwentabamlilo. Futhi siyakwazi silakho. Ngakho siyazi ngaphambi kokuba lokho kuthatha indawo. Ibandla kufanele lihambe. Ngakho Nkosi kungapi lapho esikhona. Yiso isizathu ngikholwa ukuthi uza sazisa sibeke ubuso bethu ukuthi sifumanise. Manje kuqala kasifumaneni. Amaviki angamajumi ayisikhombisa amiselwe ebantwini bakho, idolobho lakho eliyingcwele, ukuqeda isiphambeko, ukukhawuleza isono, futhi lokwenza ukubuyisana ngenxa yesono, okuletha ukulunga, okungapheliyo, ukunameka umbono lesiprofeti, ukugcoba ingcwele-ngcwele. Leyo kwakuyinjongo ekasithupha eyokuvakasha kukaGabriyeli. Manje, gasiqaliseni eyokuqala, nxa lifuna ukubhala lina, elilamapenseli, eyokuqala, ukuqeda isiphambeko yinto yokuqala. Manje ukuqeda isiphambeko sika Israyeli, lo owaphambuka kuNkulunkulu, kuyikususa ubungabi lobuNkulunkulu kukaJakobe. Manje ukuthola lokho kasivuleni kwabaseRoma isahluko 11 sabaseRoma futhi siqalise ngendima 21 yabaseRoma 11. Manje siza kwenzani ukuqeda izimpambeko? AbaseRoma 11:21. Kulungile. Ngoba uba uNkulunkulu engaluyekelanga ugatsha lwemvelo ela lingubani uIsrayeli, qaphelani funa lani engaliyekeli. Manje ngilifuna ukuthi lapho lisiya ngekhaya ukuthi libale isahluko sonke lesi sesi 11. Ngibala lokhu nje ukuze balani phansi isahluko sonke sesi 11 futhi lisibale. Gayi kuliyekela lani. Khangela ukulunga lobulu khuni bukaNkulunkulu kulabo abawayo, kodwa ngakuwe ukulunga uba uhlala ekulungeni. Uba kungenjalo wena uzaqunywa, lawe uzaqunywa. Futhi labo njalo nxa bengahlali kanjalo kukho ukunga, nxa bengahlali kanjalo kukho ukungakholwa, baza kuxunyelwa phakathi ngoba uNkulunkulu uyenelisa ukuba xumela njalo. Bona kusitsho ukuthi kuza kuba khona isikhathi lapho abezizwe baza kuqunywa futhi u-Israyeli angene phakathi njalo. Ngoba nxa wena waqunywa esihlahleni se-oliva seganga ngemvelo abezizwe futhi waxunyelwa ngokuphambene lemvelo. Sasiphambene lemvelo, abafokazi, kungelasihawu, kungelaNkulunkulu, kungelathemba lakancane. Futhi uNkulunkulu ngesihawu sakhe ukusipha ithuba waquma u-Israyeli olungileyo ngenxa yezimpambeko futhi wababeka eceleni esakhe isihlahla se-oliva esitheniweyo futhi waletha phakathi isihlahla se-oliva seganga esiphambene lemvelo. Busiya kwesihle isihlahla ikakhulu labo beyizingatsha zemvelo baza kuxunyelelwa esihlahleni sabo se-oliva. Kulungile, kasiqhubekeni sibale ngoba ngangifisi bazalwane ukuthi lingabila kwazi imfihlakalo. Funa lizichaye abahlakaniphileyo engqondweni zenu ukuthi ubuphofu ngengxenye benzakele ku-Israyeli, benzakale ku-Israyeli kuze kuthi ukugcwala kwabezizwe kungene, kuze kuthi uNkulunkulu aqedelane labezizwe u-Israel wayephumputhekisiwe. Bangena esonweni lasesiphambekweni kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu waphumputhekisa amehlo abo ukuze sixunyelwe phakathi. Liyakuthola na? Indima yesi 26 kathesi, ngakho u-Israel wonke uza kusindiswa. UNkulunkulu wabaphumputhekisa ngenjongo ngenxa yakho lami kababoni, ngoba uNkulunkulu wabaphumputhekisa futhi u-Israyeli wonke, u-Israyeli weqiniso uza kusindiswa. Kuyini okwakhulunywa yingilosi Dumo ukuqeda isiphambeko sika-Israyeli? Ngize ukuzolitshela ukuthi kuzabuya isikhathi lapho isiphambeko sika-Israyeli siza kuqedwa. UNkulunkulu uza kuquma lolo gatsha lweganga futhi aluqumele kulolo alubuyisele lolo gatsha lweqiniso njalo. Oh, kwezinye izikhathi kwenza inhliziyo yami yeqe ukubona labo bantu abangabayanga abahawulayo bequnyiwe phandle le bengazi lapho abaya khona, futhi becabanga ukuthi uNkulunkulu esihawini sakhe wenza lokho ukuze ngiyisindiswe. Waphumputhekisa amehlo abo kuMesiya wabo, wavala indlebe zabo ukuze bengamuzwa, kanti bakhangela ezimangalisweni zakhe futhi bakhangela ezimangalisweni zakhe lezinto ayezenza. UMathewu ngiyakhona isahluko 12 kumbe esesi 8 kumbe isahluko sesi 12 wathi, lanxa uJesu wayeyenze izimangaliso ezinenge kangako kodwa babengelaki ukukholwa, ngoba uNkulunkulu wathi balamehlo futhi kababoni, le ndlebe futhi kabezwe, ngaphandle bebone ngamehlo abo futhi bezwe ngendlebe zabo futhi ngingabaguqula. Kodwa ukuze sibe lethuba, wadonsa i-curtain pants emehlweni abantwana bakhe uqobo, waxotsha abantwana bakhe uqobo etafuleni futhi wabaphendulela ekucakeni komoya ukuze afumane ukuze sibe lethuba lokuphila esipha impilo. Indima 26 njalo, ngakho u-Israyeli wonke uza kusindiswa njengokuba kulotshiwe, kuza kuvela eSiyoni umkhululi futhi uzasusa ukungabi lobuNkulunkulu bukaJakobe. Yebo, uzabuya entabeni yeZiyoni olunye lwalezinsuku phezu kwentaba ye-Oliva, baza kumnanzelela futhi wonke u-Israyeli uza kuba kwazi ukuthi nguye. Abezizwe baza kuba sebephelile ngaleso sikhathi lolo gatsha lolo olwaxunyelwa phakathi uNkulunkulu uzaluthatha esithelweni esibuthiweyo, lalolo gatsha lweganga luzaku futhi kathesikhumbula emuva phakathi lapha lapho libala wathi, nxa lezo mpande zazingcwele futhi lezo mpande kwakuyimpande engcwele, njalo isithelo esivela kuleyo mpande engcwele sizaletha isithelo esingcwele. Futhi nxa leyo mpande yayinguJesu Kristu, lo oyikho konke okubili, impande lenhlumela likaDavida, nxa leyo mpilo yayiphakathi kwakhe yedlula kusizukulwaneni samaJuda futhi yaqunywa kibo, futhi amehlo abo ephumputhekisiwe ukuze thina sibone impilo zethu zifanele zihambelane lalolo gatsha olubusisiweyo. Oh yebo mfowethu, kunjalo. UNkulunkulu wabaquma ngesizathu futhi wabaphumputhekisa amehlo abo ukuze sibe lethuba lokubona, ukusipha ithuba futhi sihamba sengathi singomunye umuntu. UPaul uyabatshela lapha, qaphelani ukuthi likwenza njani lokho. Qaphelani ngoba nxa uNkulunkulu engayekanga ugatsha lwemvelo, engaba njani lesihawu esengeziweyo ogatsheni lweganga osoluvele? Ngakho sihamba sithi ngingu-Presbyterian, ngingu-Methodist, ngingu-Baptist, ngingu-Pentecostal, lokho kakutsho lutho kuNkulunkulu. Kufanele uzalwe kutsha ngalowo moya ongcwele, lo owavela empandeni kodwa ubuya. Manje khumbula, akakhulumi ngabezizwe. Ngiphosela lokhu nje phakathi lapha ukuze libone lapho abezizwe ababa lethuba labo khona. Kodwa weza ukuzoqeda isiphambeko, enze okobusiqeda. Manje nxa sibuyela emuva kuDaniel njalo futhi sizafumana ukuthi kuDaniel siyafumana lapha indima 24 kulungile ukuqeda isiphambeko ukuqedani ukuqeda isiphambeko sika Israyeli. Kuyini ukuphambuka? Yikuphambana lenye into. Ukungiphambukela yikwenza okubi kimi. Ukukuphambukela yikwenza okubi kuwe. Ngakho u-Israyeli wenza okubi kuNkulunkulu. Futhi kuyiviki yesimajumi ayisikhombisa. Kuyini okuza kwenzakala? UNkulunkulu uza kuqeda isiphambeko sika-Israyeli. Qeda isiphambeko kuza kuba yikususa ukungalungi kuJakobe. Futhi ke wonke u-Israyeli uza kuzalwa kutsha njalo. Bonke baza kwamukela umoya ongcwele. Manje okwesibili, bhala phansi lokho ephepheni lakho. Singahlala isikhathi eside kulokho, kodwa ngangifuni ukuthi ngichumayele ngakho. Ngifuna nje ukukhuluma lani ukuze likubambisise. Lapho singena kulezimpawu eziyisikhombisa khona ke liza kuhamba ebandleni phakathi kwezimpawu, phakathi kwezinhlupho, futhi sibe kwazi lapho esime khona. Kulungile. Okwesibili, ukukhawuleza izono. Manje kasibaleni njalo uDaniel ukuqeda isiphambeko. Lokukhawuleza izono injongo yakhe yesibili yokubuya. Kuqala yikuqeda isiphambeko sika-Israyeli. Lokukhawuleza izono u-Israyeli wona ngapi na? Kungapi lapho abenza khona isono sabo esikhulu na? Bazehlukanisa ngapi lo Nkulunkulu na? Manje lalelisisa, kasivuleni kuMateyu ongcwele 24. Futhi nanku lapha u-Israyeli enza khona iphutha lakhe elikhulu. Nanku lapho enza khona isono sakhe sokugcina, lesizathu esisimeni akuso lamuhla. UMateyu isahluko 27 sevangeli likaMateyu ongcwele le ndima 25 yesahluko 27 kasiqaliseni phose indima 21. Umbusi wasephendula futhi wathi kubo, lithanda ukuba ngilikhululele bani kulaba ababili? Futhi bathi uBarabhasi. Manje khumbulani, lo ngu-Israyeli Barabhasi. Pilato wathi kubo, kuyini engiza kwenza ngoJesu othiwa nguKristu na? Balaleleni bonke bathi kuye, kabethelwe. Khumbula lo nguMesiya wabo, lo uDaniel athi uzabuya. Khumbulani kulokhu kusa esifundweni lapha, uza kuqunywa kungesingokwakhe, kungesilutho alwenzayo. Gabethelwe. Futhi umbusi wasesithi, ngani, yibubi bani abenzileyo? Kodwa bamemeza kakhulu besithi kabethelwe. Khona ke uPilate esebonile ukuthi akusizilutho, kodwa kwenziwa isiphithiphithi, futhi wathatha amanzi futhi wageza izandla zakhe phambi kwexuku esithi, angilacala ngegazi lalomuntu olungileyo, bonani ngakho. Lalelani, nantu iphutha labo, nansi isono sabo. Khona ke baphendula abantu futhi bathi, igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethu. Nanko lapho abasenza khona. Waye bakhawulezela isono, wayengenzani okunye kodwa ukubathethelela, esazi ukuthi wayemele aphumputhekise amehlo abo ukuze thina singene kunjengabantwana bakhe uqobo bememezela igazi lakhe. futhi babe phumputhekisiwe futhi wayekwazi ukuthi babe phumputhekisiwe yiso isizathu wakhalela ukuthethelelwa kwabo bathethelele baba ngoba gabakwazi lokho abakwenzayo babe phumputhekile ngenxa yethu benziwa impuputhe ngokungakholwa kwabo benza lokho kodwa lapho bembona njalo amen ukukhawuleza isono kuyini isono ukungakholwa abakholwanga ukuthi lo kwakungumesiya babengamboni ukuba ungumesiya kukanti wenza sonke isibonakaliso umesiya ayefanele asenze kodwa babengakuboni babe phumputhekile ngakho lapho ubona abantu besithi ngangikholwa ekusilisweni ngonkulunkulu ngangikuboni ngangiboni lokho kubhaphathizwa komoya ongcwele ungabazondeli baphumputhekile bona bathi ngangiboni lombiko wakhe esiza ngangiboni lokho kubhaphathizwa komoya ongcwele ngangiboni inzalo yenyoka ngangiboni linto baphumputhekile futhi kabakwazi bakhulekele nje kulungile kukho ukungakholwa kwabo kodwa lapho bembona lapho esiza njalo kuza kukhawuleza ukungakholwa kwabo o mina bo kasivuleni nje kuqala kuGenesis 25 isahluko 45 futhi sithole umfanekiso wakho ngilokubhalwe phansi lapho okunye okuka Genesis 45 lina elibhala phansi amanoti Oh ngilithanda ka ngakanani leli vangeli lakudala elihle kulungile manje siyazi lapho esikhona lingizwa kahle na emuva kwesakhiwo phakamisani isandla senu nxa lingizwa ngisondeze lokho kwaba seduze kancane kathesi sizabala isigaba salombhalo ngifuna lilalele lina elingelama bible enu wena ole bible lakho kuGenesis Kuqala kasiqaliseni kusahluko 44 siqalisa ngendima 27 nguJosefa futhi uJosefa wayengumfanekiso opheleleyo kaKristu siyakwazi lokho bangaki abakwaziyo lokho wazondwa ngabafo wakhe ngani ngoba wayengokamoya wayebona imbono ecasisa amaphupho wayengumuntu kamoya phakathi kwabafo wakhe futhi bamzonda futhi uyise wayemthanda Ngakho lo Jesu wazontwa ngamabandla enhlanganiso yesonto kodwa ethandwa ngubaba wakhe uNkulunkulu. Kungani bamzonda ngoba wayengokamoya ngoba bakhuluma bathi wayeyisanuse udeveli. Liyakhumbula lokho abafo wakhe bakaJosefa abakuchoyo kuye. Nangu umphuphi esiza. Bona, bona into efanayo. Futhi bathengisa uJosefa ngentengo ephose ifanane laleyo uJudas athengisa. UJesu ngayo inhlamvu ezingamachumi amathathu esiliva bamphosela phakathi kwegodi futhi bahamba futhi bayatshela ubaba ukuthi enye into imbulele wayesefile kodwa wakhutshwa emgodini uKristu wayephoselwe emgodini futhi wakhutshwa futhi kusukela lapho waya endaweni ephezulu kakhulu eyayikhona emhlabeni amen uJosefa waya esandleni sokunene sikaFero futhi uJesu waya esandleni sokunene sikaNkulunkulu Ekulingweni kwakhe ngaphambi kokuphakanyiswa kwakhe uJesu engakaphakanyiswa wadlula ekulingweni kungani ngiyakholwa kwakungubhilisande umvangeli omkhulu wathi sonke sonke isihlahla sasile ngilosi eziyisigidi zihleli kuso lolo suku lokubethelwa zathi donsa nje isandla sakho sikhululeke futhi ukhombele kithi siza kutshintsha lumumo lapha kodwa wayengeke akwenze uKhayifas wathi wazisindisa abanye akenelisi ukuba sindisa wayengakwazi ukuthi wayesipha isibabazo nxa wayengabe ezisindisile wayengeke asindise abanye ngakho wazinikela ukusindisa abanye bona baphumputhekile kakhulu kukho manje ba khona ke lapho ekhona ekuphakanyisweni kwakhe kumbe ngaphambili kokuphakanyiswa kwakhe isilingo sakhe khumbulani uJosefa wabekwa entolokweni ngoba wayengelacala umroma kumbe induna nkulu yako Israyeli obizo nguPotifa uPotifa wahamba futhi waya kude ngohambo wayelonkosikazi omuhle futhi unkosikazi wakhe wenza uJosefa angene endlini ukwenza enye into futhi wazama ukwenza uJosefa ukuthi enze enye into embu futhi wayethembekile kuNkulunkulu ngiyalitshela bahlezi lina bafazi sengalipopotela manje ngizalimela umzuzu bona umfazi yisitsha esibuthakathaka ngiyazi akungeke kube lendoda embi kungakabi lo mfazi omubi kodwa amadoda aziyo lokho amadoda aziyo ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu futhi uthathe ithuba lokusizakala ngomfazi mhloni ku kungenani lokuthi wenzani uyisitsha esibuthakathaka futhi uyakwazi lokho nxa ephuma phandle esenza okungelabu nina mthathe ngesandla futhi ukhulumelaye njengodade uyindodana kaNkuluNkulu lingazenzi lezo zinto ezimbi khangela kuJosefa wayeyisibonelo kuwe futhi lapho umkaPotifa lomfazi omuhle ohloniphekayo ophezulu omunye wabafazi abaphezulu ababekhona elizweni wamcela futhi wamncenga futhi wachibilika futhi wambamba futhi wazama ukumgona emsondeza kuye futhi wadlukuza waze wadonsa ijazi lakhe walikhupha futhi wambalekela yebo nomzana futhi lapho engena bakhuluma amanga ngaye bathi wangena phakathi ukumbamba iganyavu futhi wachiya elakhe futhi wachiya ijazi lakhe lapho futhi ngalokho waya entolongweni engumgodi kodwa phakathi kwentolongo engumgodi uNkulunkulu waye elaye kungelandaba lalapho abambeka khona waye ngumfanekiso wendodana yempumelelo yonke into uJosefa ayeyenza yaphumelela futhi lapho uJesu ephenduka kumillennium leso yiso isizathu inkangala zizakuhluma njengeluba yonke into ayenzayo izaphumelela uyindodana yempumelelo loba kungapi obeka khona uJosefa kwakubusisiwe loba kungapi lapho uJesu akhona kubusisiwe ngakho mbeke enhlizweni yakho futhi ubusiswe ngakho siyathola manje ukuthi uJosefa khona ke kwabekwa phakathi entolongweni futhi entolongweni kwakulamadoda amabili omunye wabo walahlwa futhi omunye wasindiswa uJesu ekulingweni kwakhe esiphambanweni elilodwa isela lalahlwa lelinye lasindiswa lapho ephakanyiswa wahamba esandleni sokunene sikaNkuluNkulu lapho uJosefa ephakanyiswa wahamba esandleni sokunene sikaFero futhi akula muntu owayengakhuluma kuFero engakhulumanga loJosefa kuqala lokuthola imvumo futhi lapho uJosefa esuka endlini yobukhosi oh mina bo lapho uJosefa esuka endlini yobukhosi impondo zakhala futhi amadoda agijima phambi kwakhe esithi guqani idolo uJosefa uyeza amen futhi lapho uJesu esuka esandleni sokunene somkhulu phezulu impondo zizakhala futhi lonke idolo lizaguqa lo limi lonke luzavuma uJesu uyeza sibili kodwa nxa futhi khumbula lapho elahlwa ngabafo wakhe kuyina kwenzayo wathatha umfazi wezizwe wathatha umfazi waseGibhite lapho uJesu esequnyiwe kubafo wakhe emuva le amaJuda wathatha umlobokazi wezizwe kodwa manje emva kweminyaka emva kokuba abantwana sebezelwe uEfrem loManasa wayelemuli khona ke ngolunye usuku abafo wakhe babuya ukuzomvakatshela khangela siyayazi indaba ukuthi wafaka njani into encinyane phakathi lapho ukuba aphendukisa futhi wenza angathi wayengayenelisi ukukhuluma ulimi lwabo wayelomtoliki wesiHebheru lapho yena wayengumHebheru ngokwakhe futhi umfo wabo wayebuyile babengamazi wayengumbusi olamandla futhi khona kathesi uKristu uvakatshela amaJuda usilisa abagulayo babo lezinto futhi lokho bengakwazi ukuthi ungubani yena lo Mesiya ngasiqaliseni kundima 27 yesahluko 44 futhi inceku yakho ubaba wami wathi kithi liyakwazi ukuthi umkami wangizalela amadodana amabili futhi omunye wabo waphuma kimi lo kwakunguJosefa yena kanye ababe khuluma laye futhi ngathi isibili udatshuliwe lokudatshulwa futhi kangimbonanga kuze kube kathesi futhi nxa lithatha leyi njalo kimi le ngozi imehle lizakwehlisela izimvi zami engcwabeni ngosizi babe lo Benjamin omncane phansi le umfo wakhe omncane liyazi ukuthi uBenjamin umela ubani na leli xuku elitsha loqobo lamaJuda aqotho abuthanayo khona le kathesi ukwenza leyo nkulungwane elikhulu lamachumi amane lane lolu sendo oluzayo. Hathi lawo amaqili ase Wall Street. Hathi lokho zinkuni zamabhomba. Labo kabasibo majuda, amajuda aqotho yilaba oBenjamin abancane ababuya bevela phansi phakathi lapha futhi bengakaze bazwe ngisho ilizwi lika Jesu Kristu. Gathesi ke wozani kimi futhi ubaba wakho lobaba wami lomfana singelaye njengoba impilo yakhe ibothelwe empilweni yomfana. Impilo kaNkulunkulu ngokwakhe ibothelwe lo-Israyeli yena uthathanelayo. Sizafika kulokho kumizuzu emilutshwane nxa inkosi ithanda. Uthathene lo-Israyeli impilo yakhe ibothelwe kuye njengokuba ngibothelwe kunkosikazi Branham emuva le umkami futhi lawe ubothelwe kumkakho. Impilo yakho igoqele kukho futhi uNkulunkulu uchathelo Israyeli futhi kwakuyini uJakobe wathi impilo yami igoqolwe lokubothelwa kulumntwana. Ngiza futhi kuza kuthi lapho ebona ukuthi umfana asilaye uJosepha wayeza kugcina umfana. Liyazi siyayazi indaba futhi ukuthi uza kufa ubaba wakhe futhi inceku zakho zizakwehlisela izinto zenceku yakho ubaba wethu engcwabeni ngosizi. Lalelani kulokho kuncenga uRuben akuphayo manje ngoba inceku yakho yaba yisibambiso ukuthi umfana kowakho kubaba wami esithi nxa ngingabuyi ngingambuyisi kuwe khona ke ngiza kuba lecala kubaba zonke izinsuku. Gathesi ke ngiyakucela makuthi inceku yakho isale esikhundleni somfana. Oh mina bona umi khona phambi kukaJosefa umfo wakhe. Lo nguJosefa futhi akamazi olinda kuze kuthi leyo millennium iqalise mfowethu. Manje esikhundleni somfana ibe yisigqili senkosi yami. Mlaleleni evuma ukuthi inkosi. Lo mfana akhuphuke kanye labafo wabo ngoba ngingakhuphuka kanjani kubaba futhi umfana ngingelaye hlezi ngibone okubi okuza mehlela ubaba wami. Encenga enikela impilo yakhe ngokwakhe ukuthi wona amajuda azakuma kanjani lezandla zabo ziphakeme. Khangelani manje indima 45. Lalelisani lingakweqi lapho uJosepha wayenga khona ke uJosepha wasesehluleka ukuzibamba phambi kwabo bonke labo ababeme kanye laye. Fowethu kulapho isono esiya kukhawulezwa ukungakholwa kuza hlakazeka futhi wamemeza futhi wabangela wonke umuntu ukuthi aphume basuke kimi futhi lapho kwakungela umuntu owayemile kanye laye lapho uJosepha eziveza kubafo wabo. Kuyini lomkakhe uQobo wabuyela endlini yobukhosi. Oh mina bo umlobokazi enkazimulweni lapho uJesu ephenduka sizafika kukho lapho ukuzenza azakale futhi wakhala kakhulu. UJosepha wayengela kuzibamba futhi njalo waklabalala futhi amaJipite lendlu kaFero bakuzwa guquba emuva phakathi endlini yobukhosi bezwa uJosepha eklabalala. Manje lo kwakungumfanekiso kaKristu ehlangana lamaJuda ukuthi uyakwazi ukuthi wabaphumputhekisa ukuze thina sibe lethuba kodwa lapho esiza kibo njalo isono sika-Israyeli siza kuba sesiphelile. Futhi uJosepha wathi kubafo wabo nginguJosepha. Ucabanga ukuthi uJesu uza kuthini? NginguMesiya wenu. Nginguye lo elambethelayo. Ngabe ubaba wami usaphila na? Futhi abafo wabo babengela kumphendula ngoba babe khathazekile ebukhoneni bakhe. Oh kumele ngime lapha umzuzu nje. Kasivuleni kuZekaria isahluko 12. Vulani kanye lami kathesi ebhukwini lika Zekaria isahluko 12 sika Zakaria. futhi mhlawumbe ngingathatha isikhathi esinenge kancinyane ekuqaliseni ukuchumayela lokho kodwa kangithembi njalo futhi ngifuna ukuthi likuthole ngamandla uZekaria asitholeni isahluko 12 sika Zekaria futhi sibone lokho aza kutsho kathesi lapho esimaphambi kwabafo wabo uZekaria 12 lesi 10 ukukhawula isono manje kulungile isahluko 12 lendima 10 nanzelela futhi kathesi ukhuluma lapha ngensali ukuvinjezelwa kweJerusalema isilo lamabutho kususiwe lokunjalo zonke izinto sezifike ekucineni manje lokho sokuseduze le millennium kulungiselela ukuqalisa imillennium khona kathesi futhi ngizathela phezu kwendlu kaDavida la phezu kwabakhi leyo eJerusalema umoya wami womusa amen umusa omangalisayo phezu kwendlu abakhi leyo eJerusalema elika Daniel idolopho elingcwele umoya womusa lo kunqosa futhi baza kungikhangela lo abamgwazileyo futhi bazamlilela njengokulilelwa kwendodana yakhe eyodwa futhi babe lomunyu ngaye njengomunyu ngezibulo lakhe lalelani kuza kuba yikulila okunjani lapho emile lapho ezazisa kubo njengalokho uJosefa akwenzayo lalelani futhi kulolo suku kuza kuba khona ukulila okukhulu kangaka eJerusalema njengokukhala kweHadad kangenelisi kulibiza lelo bizo HADADRIMO Hadad Rimoni eMegidoni Megidoni futhi elizweni kuza kuba lokulila yonke imuli ngokwayo imuli yendlu kaDavida ngokwayo labafazi babo ngokwabo futhi imuli yendlu kaNathani ngokwayo futhi lezi imuli zabo ngokwazo indlu kaLevi futhi labafazi babo lezi imuli ngokwazo noSimeon futhi lababo ngokwabo futhi lazo zonke imuli lezo eziseleyo yonke imuli labafazi babo ngokwabo baza kuba lenhloni kangaka ngokwabo lapho besima lapho futhi babone ukuthi lo abambethelayo futhi bamlandula emile lapho uJosefa wabo uqobo oligugu kuza kuba khona ukukhala okungaka futhi baza kuthi wawathola ngapi amanxeba lawo yena wathi endlini yabangane bami bona lokho engutshoyo ukukhawula isono sokungakholwa yilokho akubuyela khona futhi lumnyaka wamachumi ayisikhombisa kaDaniel iviki lamachumi ayisikhombisa bengisithi esiza ukukhawula isono ukusisusa liyazwisisa manje kuyini okokuqala ukuqeda isiphambeko ukukhawula isono okwesithathu ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi lina elikubhala phansi bengile minye phose eyisithupha imibhalo lapho kodwa ngiyeqile nje ngoba kuyachisa kasifuni ukuthatha isikhathi esinenge kakhulu ngifuna ukuthola okunenge kwakho njengalokho engingakwenelisa kodwa ngingalibambi isikhathi eside kulungile ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi ububi kwenza okubi njengalokho abakwenzayo esiphambanweni wenza ukubuyisana kodwa akuyi kubekwa kubo kakubekwanga kubo ngani ngoba babephumputhekesiwe futhi bengaboni futhi kungani baphumputheka wena uthi awu mhlawumbe lamuhla ngoba ngiphumputhekile uphumputhekile ngokuthanda babephumputhekile ngoba uNkulunkulu wabaphumputhekisa kodwa wena uphumputhekile ngoba uphumputheke ngokuthanda kakula kubuyisana kuwe nxa ungakholwa ukuthi nginguye watsho uJesu uza kufa esonweni sakho kunjalo manje kasibuyeleni ngemuva kuZekaria njalo isahluko 13 manje kasilaleleni lapha ukwenza ukubuyisana manje lapho lokho bengidinga omunye umuntu zwanini lokho kodwa mhlawumbe inkosi iza kuthola ngenye indlela Kulolo suku kuyakuba. Kulolo suku uDr. Schofield ulakho lapha emanothini abhalwe phansi kumbe izihloko zendima zakhe. Insali ezaphendukayo zakhombela esiphambanweni. Ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi. Ububi yinto oyenza ngokungayisikho. Lokho owakwazi ngcono, owawungamelanga ukwenze. Nga ngigcina ububi enhlizweni yami uNkulunkulu kasoze angizwe. Manje kuZekhariya isahluko 13, kasiqaliseni kweyesi-1 endimeni yesi-1. Kulolo suku kuza kuba khona umthombo ovulekileyo endlini kaDavida labakhileyo eJerusalema ngokwesono lokungcola. Kuza kuba le ndlu evulekileyo. Qubeka singakubala nje sisehla, ngifuna likubhale lokho ukuze likubale. Kodwa manje ngibhale lapha ukuqalisa endimeni yesi-6 futhi ngibale kusiya kweyesi-10. Kulungile, kasibaleni manje futhi sibone sibale kusiya kweyesi-9 bengisitsho. Futhi oyedwa uzakuthi kuye ukuthi ngapi ayini amanxeba lawo esandleni sakho. Khona-ke uzakuphendula wona lawo engilawo aye ngasiboneni phendula yilawo engalinyazwa ngawo endlini yabangane bami. Vuka onkemba, uvukele umelusi futhi uvukele lo muntu ongumngane wami, itsho inkosi yamabandla. Chaya umelusi futhi izimvu ziza kuhlakazeka, futhi ngiza kuphendulela isandla sami phezu kwabancane. Manje uJesu wacaphuna lowo mbhalo. Bona, chaya umelusi futhi uhlakaze izimvu. Kodwa nanzelela indima elandelayo, wacuphuna nje okungaka kwayo. Kodwa khangelani lokho umutsho olandelayo wakho okutshoyo, ingxenye yakho elandelayo futhi ngizaphendulela isandla sami kwabancane. Ini, iqembu likaBenjamin elizayo kathesi, ngiza kuphendulela isandla sami kwabancane. Chaya umelusi u-Israyeli kuqala. U-Israyeli wachaya umelusi, wahlakaza izimvu emhlabeni wonke. Kodwa uNkulunkulu wathi, ngiza kuphendulela isandla sami emuva ukuthola bona abancane osukwini lokugcina. Nini, lapho ukubuyisana ngenxa yobubi sokwenziwe. U-Israyeli uza kusindiswa bonke munye lamunye wabo. Kasivuleni ku-Isaya, u-Isaya isahluko 66 sika-Isaya. Futhi sibale nje okwesikhatshana, futhi sibone lokho uNkulunkulu akutshoyo ngo-Israyeli esindiswa. Kuzathatha isikhathi eside okunganani ukusindisa u-Israyeli. Khangelani ukuthi kuyabuya ngokuphangisa okunganani. Ku-Isaya isahluko 66 le ndima yesi-8, nxa lifuna ukuyibala yonke kulungile. Ngubani owezwa into enje? Ngubani obone into enje? Umhlaba ungenziwa yini futhi uzale ngosuku olulodwa? Ngosuku olulodwa, ngoba iZiyoni lithe lisele mihelo, lazala abantwana balo. iZiyoni lithe libona ukuthi lo kwakunguMesiya wabo, wazalwa kutsha ngosuku lunye, ukwenza ukubuyisana ngenxa yezono, lokwenza ukubuyisana ngenxa yobubi, ukungcola. Oh, mina bo, benza lokho okwakukubi, lokho okwakungalunganga. Ukubuyisana kwenziwa ngenxa yobubi babo. Okwesine, ukuletha ukulunga okungapheliyo. Leyo yinto yesine ayibuyelayo. Okwesine lokho abuya ukuzokwenza. Ukuletha ukulunga okungapheliyo, ukukhawula isono, ukubuyisana lokuletha ukulunga okungapheliyo. Lapho izimpambeko zika-Israyeli sezifikile ekugcineni, lapho isiphambeko sika-Israyeli manje siyako, ngifuna likubambe lokho. Ngoba lapho siletha lowo mfazi, lo mgobho uphoselwa phandle, liyakuphenduka khona kulombhalo ofanayo njalo. Qiniseka ukubhala phansi. Lapho isiphambeko sika-Israyeli sesifike ekupheleni, uSathane lo onguye ummangaleli wabo nomangaleli wethu, uSathane uza kuvalelwa emgodini ongelamkhawulo.
lapho sokutheni lapho kulethwa ukulunga okungapheliyo into engeke iphele konke lokho okwabangela ukungalungi kuzakususwa ngasitha 10 izambulo isahluko 20 lendima 13 okomzuzu nje futhi ngasibaleni lapha okomzuzu nje izambulo 20 lo 13 hathi ngicela uxolo izambulo 1 kusiya ku 3 kuyikho kangizange ngibone lolo phawu oluncinyane phakathi kwakho izithukuthuku zami lapha zingena emehlweni ami izambulo isahluko 20 futhi kasiboneni futhi ngabona ingilosi isehla ivela ezulwini iphethe izihluthulelo somgodi ongelamkhawulo leketane elikhulu esandleni sayo wawubamba umgobho leyo nyoka endala engudeveli losathane futhi yambopha iminyaka eyinkulungwane futhi yamphosela emgodini ongelamkhawulo futhi yamvalela futhi yabeka uphawu phezu kwakhe ukuze engabe esakhohlisa ilizwe futhi kuze kuthi iminyaka eyinkulungwane igcwaliseke futhi emva kwalokho kufanele akhululwe okwesikhathi esincane ukwenza okungapheliyo ukuletha ukulunga okungapheliyo uSathane emgodini ongelamkhawulo futhi lapho esenza lokho futhi evalela udeveli lo owakhohlisa abantu. Manje kasibuyeleni emuva kuHabhakhukhu isahluko 2, uHabhakhukhu isahluko 2. Futhi kathesi siza kubona ukuthi kungani wavalela linyoka endala futhi lokho okwenzelwa khona nalokho okuthatha indawo masinyane emva esivalelwe. Ngiyakuthanda lokho alikuthandi na kuyasiletha elwazini lokunye. Habhakhukhi, Habhakhukhi isahluko 2 lendima 14 ngiyakholwa yikho ngifuna ukubala. Lapho lokho kuthatha indawo khangelani ngoba umhlaba uza kugcwaliswa ngolwazi lwenkazimulo yenkosi njengamanzi esibekela ulwandle oh mina bo ngamanye amazwi lapho isitha sesibekwe khatshana ukukhawula kwesulu sekufikile ukungeniswa kokulunga okungapheliyo sokufikile uSathane uvalelwe phakathi komgodi ongelamkhawulo futhi ulwazi lwenkosi luzambuza umhlaba njengamanzi emboza ulwandle. Amen. Dumo kuNkulunkulu. Kuyeza mfowethu, kuyeza abesifazane baza kuba ngamaninakazi futhi amadoda baza kuba ngamadoda amnene. Amen. Lapho ulwazi lwenkosi luzagcwalisa umhlaba lolwandle lesibhakabhaka futhi oh inhliziyo yami iyabubula ikhalela lolo suku lokukhululwa olumnandi lapho uJesu wethu ezaphenduka emhlabeni njalo. Amen.
Okwesine phose ngileminye imibhalo eyisithupha kodwa ngizaphangisa manje lapho siphenduka ngizadobha eminye le imibhalo kodwa ngilinika nje umqondo wakho konke.
Okwesine phose ngileminye imibhalo eyisithupha kodwa ngizaphangisa manje lapho siphenduka ngizadobha eminye le imibhalo kodwa ngilinika nje umqondo wakho konke. Okwesihlanu ukunameka umbono lesiprofeti bona leyo ngilosi yeza ukuzonameka umbono lesiprofeti ngiyazonda ukutsho lokho kodwa omunye umbhalo omkhulu engangibala ngaye ngolunye usuku uba engazange akuxubanise lokho watsho lokho okwakuyikho
manje ukutshengisa nje ubuwula obunganani oh uxolo kangizimiselanga ukutsho lokho ngixoleleni kangitsho lokho bengingakutsho sibili hatshi
indoda engelagcobo indoda yathi liyabona lapha ukuthi imibono lesiprofethi kwakuhlezi kuvunyelwa ebandleni lamajuda futhi wathi kusukela esikhathini sikadanyeli kusiya lapho udanyeli esiza kwakusitsho ukuthi kuzabe kungasela eminye imibono futhi kumbe kungasela isiprofethi wathi zonke izinto lezi lamuhla abakhuluma mayelana ngazo ngokuba le mibono lesiprofeti konke kwakuyinto kadevel ukuthi kwakungelanto enje ngemibono lesiprofeti mfowethu kwakulamadazeni abaprofeti emva kukadanyeli futhi kwakulo Johane umbhabhatizi kwakulo Jesu Kristu, kwakulaba profeti kuTestament elitsha lonke, kwakule mibono, kwakule ngilosi, umuntu engakhuluma kanjani okunjalo. Kodwa liyabona lokho kwakule njongo yokuzifunela okwakho, ukuzama ukufuqa eyinye into ebantwini, ukukwenza imfundiso yebandla encinyane kumbe into encinyane engaqakathekanga ukuthi ibe ngeqotho ebantwini, futhi nxa abantu bengelamoya ongcwele baza kukhohliswa ngakho.
Manje kasivuleni emuva nje ebhukwini likaDaniel, lapho ebesikhona ebhukwini likaDaniel, siza kuthola nje lokhu elakutshoyo.
Awu, kasitholeni ukuthi kuyini sibili ukunameka. Khangela, weza ukuzokwenza lokho ukunameka umbono lesiprofeti. Manje kasivuleni emuva nje ebhukwini likaDaniel, lapho ebesikhona ebhukwini likaDaniel, siza kuthola nje lokho elalikutshoyo. Manje kasivuleni kuDaniel isahluko 12. Manje lapho sisiya kuDaniel 12, manje singaqalisa futhi sibale kusukela lapho lisiya ngekhaya. Ngifuna libale kusukela kundima 1 kusiya, kasibaleni nje kusukela kundima 1 sehle kusiya kwesi-4. Futhi ngaleso sikhathi uMikayeli uza kuma umbusi omkhulu ozamela abantwana babantu bakho. Manje lokho kusesikhathini sokucina. Futhi kuza kuba khona isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ilizwe, khona lapho umphiki uKristu lumgadi wophawu lokuqala ephuma lapho ethatha indawo. Kuze kube yilesi sikhathi, hatshi esikhathini lapho uTitus athatha khona imiduli yeJerusalema, lokho kwakusendaweni eyodwa kuphela. Khangela lapho lumphiki uKristu lo mbusi owayeza kuza, khangela lapho esiza. Kuze kube esikhathini esifanayo, futhi kuleso sikhathi abantu bakho baya kukhululwa bonke labo abatholakala bebhaliwe ebhukwini. Haleluya, abantu bakho u-Israyeli baya kubhalwa ebhukwini. Labanengi babo abaleleyo othulini lomhlaba bazavuka, abanye ekuphileni okungapheliyo, futhi abanye ehlazweni lokunengwa olungapheliyo. Kwakungenzakala kanjani lokho emhlabeni lapho uTitus ethatha imduli yaseJerusalem? Kwakungaba kanjani? Kwakungeke kube njalo. Bona, ukhuluma ngesikhathi sokucina ekuvukeni kunjalo na? Manje lalabo abahlakaniphileyo baza kukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, futhi labo abaphendula baxotsha abaphendula abanengi ekulungeni izinkanyezi nini lanini. Lalela, nanku lapha okuqotho, ukunamekwa kweqiniso. Kodwa wena, oh Daniela, valela amazwi futhi unameke ibhuku kuze kube sesikhathini sokucina. Kuyini na? Oh, haleluya. Liyakubona na, class? Lesi sambulo sika Jesu Kristu, futhi lesamandla akhe sokubuya kwakhe kwesikhathi sokugcina, sasinamekiwe kwaze kwaba yilesi sikhathi, yikho abuya ukuzokwenza. Kufihliwe kwabafundileyo. Akumangalisi bafuna ukukufaka ukunameka emuva le. Akula abaprofeti futhi yonke into emuva khatshana, akutsho lutho. Kodwa umbono lumbono ubunamekiwe kuze kube lapha kathesi. Futhi nanko lapho engibeka khona ukholo lwami ukuthi uNkulunkulu uza kwambula wona amaviki angamajumi ayisikhombisa. Amen. Kunameke wathi kuze kube sesikhathini sokucina. Vala amazwi futhi unameke ibhuku kuze kube sesikhathini sokucina. Kuyini akwenzayo ukunameka umbono lesiprofeti? UDaniel wayeprofitile lezi zinto. Wayekubonile embonweni futhi ingilosi yeza phansi ukunameka umbono lokunameka isiprofeti. Bangakubala kodwa kabakuzwisisi kuze kube isikhathi sokucina. Isikhathi sokucina. Siyini isikhathi sokucina? Ukuphela kweviki yamajumi ayisikhombisa, lapho lo mbusi umphiki uKristu eza kwambulwa ngalesi sikhathi ezenza uNkulunkulu. Sikwazi njani ukuthi lokho kunamathiselwe kuze kube isikhathi? UDaniel usanda kuqeda nje lesi yisahluko sokugcina sikaDaniel. Udade uSimpson ungitshelile limini uthe, mfowethu Branham, ngabala ibhuku lonke likaDaniel, ga ngizange ngazi lutho lapho ngisima ngiqeda ukwedlula engakwenzayo lapho ngiqalisa nanku lapha dade Simpson nga ulapha lobu busuku ngiyakholwa ngiyambona ehlezi lapha ngangizange ngitsho lutho enqoleni edonsa imoto ngazithulela ngoba ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngizafika kikho kodwa umbono uDaniel owaye ubonile phansi le ngasemfuleni wawunamekiwe kuze kube isikhathi sokugcina mangiqhubeke nje futhi ngikubale lapha bona kodwa wena oDaniel vala amazwi unameke ibhuku kuze kube sesikhathini sokugcina abanenge baza kuzulazula futhi lolwazi luza kwanda futhi mina Daniel ngakhangela futhi khangela lapho kwakumi ababili omunye enganeno komfula lomunye ekwelinye icele lokhunji lomfula futhi omunye wathi kumuntu ogqoke ilineni owayephezulu kwamanzi omfula kuza kuba nini ukuphela kwalezi izimangaliso manje lalelani futhi ngezwe indoda egqoke ilineni eyaye phezulu kwamanzi omfula lapho ephakamisa isandla sakhe sokunene lesandla sakhe sokhohlo ezulwini futhi wafunga ngalo ophila kuze kube nini nanini ukuthi kuza kuba ngokwesikhathi isikhathi lengxenye yesikhathi manje sithola khona kanye isikhathi lengxenye yesikhathi manje ukhangele lapho singena emavikini angamajume ayisikhombisa kaDaniel ukuthi lokho kuphuma njani yikho lapho imfihlo ezakwembulwa khona kulungile isikhathi lengxenye yesikhathi futhi lapho ese yena isabizwana somuntu manje umphiko uKristu uzaqe waqeda ukuhlakaza amandla abantu abangcwele yikho lapho ayephula khona isivumelwane sakhe phakathi kweviki zonke lezi zinto ziza kugcwaliseka amen futhi ngezwe kodwa kangizwisisanga khona ke ngase ngisithi onkosi kuza kuba yini ukuphela kwalezi zinto futhi wathi hamba indlela yakho Daniel ngoba amazwi avaliwe futhi ananyekwa kuze kube isikhathi soku oh lingakukhohlwa lokho kuze kube isikhathi sokugcina abanenge baza kuhlanjululwa futhi benziwe mhlophe futhi bahlolwe kodwa ababi baza kwenza kubi futhi akula walabo ababi oza kuzwisisa kodwa abahla kaniphileyo baza kuzwisisa umbiko wesikhathi sokugcina uza kwambula isikhathi sebandla lokugcina dumo nanko ke oh mina bo kuyanginyikinya ukucabanga ngakho imfihlakalo izinto ibandla lomhlaba elicwayizela amehlo abo futhi lithi yikubheda imfihlakalo yokuthi uJesu Kristu ungubani hatshi umuntu wesithathu hatshi umuntu wesibili hatshi umuntu wesithathu kodwa umuntu kaNkulunkulu zonke lezi ezinye imfihlakalo zikaNkulunkulu ziza kwembulwa ngoba zilotshiwe lapha ebhukwini leli futhi zembulwe esizukulwaneni sesikhathi sokuphela ngabasakuboni emaseminari lezikolo lezinhlanganiso zamasonto njengamaJuda bengelaka kubona uJesu engumesiya akumangalisi bazama ukucabanga ukuthi liphambene akumangalisi becabanga ukuthi liyiziwula akumangalisi bona bengazwisisi ukuthi kungani lingazihlanganisi labo ngoba kulamandla lombono ngemva kwakho ilizwi likaNkulunkulu elembuliweyo ukubeka ibandla ohlelweni lokuhlwithwa futhi lokuya ekhaya yebo abanengi baza kuyale lale futhi ulwazi luza kwanda sibili manje kuyini okunye okuza kwaziwa khangelani lamuhla emabandleni nanku lapha ngithemba akuthunuki kodwa kumele ngikukhulume ukwenza kulolo suku kuza kuba lo mphiko uKristu oza kuvuka manje khumbula lapho singena ezimpawini lo mphiko uKristu ugada khona aphume kulezo mpawu oh Daniel wakhuluma ngakho lapho umbusi oza kuza uza kuqunywa uJesu wayeya kuqunywa ukwenza ukubuyisana kwabantu kodwa lo mbusi owayeza kuma owaye zakubangela amanyala ukwenza incithakalo leyo kwakuyiRoma ngoTitusi futhi lesisikhathi ngumbusi ophuma eRoma oza kwenza futhi uza kwambulwa osuku indokugcina manje lalela ezenza uNkulunkulu njengoba umoya ongcwele usixwayisa kwabaseThessalonika besibili S2 asiyeni nje kuyo abaseThessalonika besibili futhi ke kalisoze libe lelizwi lami kodwa ilizwi likaNkulunkulu abaseThessalonika besibili isahluko sesithu lendima 12 Gasboneni abaseThessalonika besibili isahluko 2 lendima 12 Gasboneni gasiqaliseni ngaphezulu kwalapho indima 7 ngoba imfihlakalo yobubi isisebenza lo nguPaul ekhuluma ngomoya ongcwele kuphela yena lo ovimbelayo uzavimbela aze asuswe endleleni kubani uyena lapho ukhona okwaziyo umoya ongcwele yena ovimbelayo futhi ke nini lo omubi uza kwambuka nini ngesikhathi nje lapho umoya ongcwele ususwe lo osilungiselela ukusuka khona manje kuyini akusukelayo na ethatha ibandla kanye layo kwambuliwe uPaul ekhuluma ngaphansi kokuholo lo inkosi ezamqeda ngomoya womlomo wayo futhi imcithe ngokubonakala kokufika kwayo lo omubi ngempela lo okufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane kanye lamandla wonke lezibonakaliso lezimangaliso zamanga silibandla elikhulu silalokho lonke lina manyanani ndawonye bona sibakhulu sibili izimangaliso zamanga futhi kanye lakho konke ukungalungi kulabo ababhubhayo ngoba bengelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe futhi ngenxa yalokho uNkulunkulu ubathumele amandla enkohliso ukuze bakholwe amanga futhi ukuze balahle labo abangakholwanga iqiniso kodwa bathokoza kukho ukungalungi Liyakuthola na? Oh mina bo. Manje uPaul ekhuluma isikhathi lapho uPaul kaNkulunkulu lusazakaliswa umoya wakhe, ibizo lakhe, umusa wakhe, zonke lezi ezinye imfihlo ezinkulu eziqhubekela phambili kaThesi amacebo ebandla lakhe ukuthi liye ekuhlithweni. Ukuthululwa kukaMoya ongcwele kukwenzile lokho. Yikho akwenzileyo ezinsukwini zokucina. Manje kasiboneni silesikhathi saloko okokucina na. Eyesithupha. Ukugcoba ophezukonke. Oh mina bo, nanku okukodwa. Into yokucina azayenza. Yikwenzani na? Manje kasibiyeleni nje emuva kuDaniel. Sithole konke lokho aza kwenze khona lapha. Amachumi ayisikhombisa amavike. Kuyini? Okufanele kugcwaliswe kulesi sikhathi kulungile amiselwe phezu kwabantu bakho futhi idolobho lakho elingcwele ukuqeda izimpambeko zabantu ukukhawuleza isono esabantu lokwenza ukubuyisana ngenxa yobubi babo lokuletha ukulunga okungapheliyo kumaJuda lokunameka umbono lesiprofeti kuze kube yisikhathi sokucina futhi lokugcoba ingcwele ngcwele yiso isizathu esikasithupha sokubuya kwakhe manje ukugcoba ingcwele ngcwele manje lokho kungabe kumangalisa kancane okomzuzu nje kwabanengi benu bafundisi kodwa manje kubambeni nje okomzuzu libone nje ukuthi kuphuma njani lolu Lucobo hatch olomuntu uJesu uvele sewacotshwa kunjalo ibhuku lemsebenzi lathi uNkulunkulu wagcoba uJesu ngomoya ongcwele wahamba esenza okuhle futhi esilisa abagulayo lokunjalo uJesu unjalo sewacotshwa ungumesiya futhi uMesiya kutsho lo ogcotshiweyo kunjalo na kodwa lapha esikhathini sokugcina uza kugcoba ingcwele ngcwele kuyini ingcwele ngcwele ngendlela yokubona kwami engikholwa ukuthi ngingayifakaza ngombhalo yikugcoba ingcwelengcwele okuza kuba lithebhanekeli eliza kusetshenziswa ngesikhathi semileniyamu. Manje lalelani, bona kungani ngikuthola? Kucasisiwe ku-Ezekiel isahluko 4 hathi ngitsho isahluko 43 indima 1 lo 6. Kasibuyeleni emuva ku-Ezekiel futhi sithole ukuthi ukufanekisa njani kumileniyamu ukuthi bazagcoba njani i Ezekiel 43 futhi kasibaleni nje kancinyane lapha kathesi futhi sibone lokho aza kwenza kuli mileniyamu ukugcoba ku-Ezekiel 43 kulungile futhi kathesi kasiqaliseni ngeyesi 1 kusiya kundima 6. Lingabala into yonke ngemva lifika ngekhaya. Yebo sibili, lina eliyibhala phansi Ezekiel 43. Emva kwalokho, manje khangelani ukucasiswa kwethempeli eliza kwakhiwa kumileniyamu. Manje loba ngubani loba nguphi obalayo owaziyo ukuthi kusukela kwi-Ezekiel isahluko 40 kuze kube phose isahluko 44 akusilutho emhlabeni kodwa ithempeli lemileniyamu lisakhiwa emhlabeni. Loba ngubani uyakwazi lokho bona lapho inkazimulo yenkosi iligcwalisa lokunjalo njengalokho. Manje siya kucasisa nje ithempeli kusahluko 43 lendima 1 kusiya ku 6. Emva esengilethe esangweni isango elikhangele ngasempumala futhi khangela inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yavelela ngasempumalanga futhi ilizwi lalinjengomdumo kwamanzi amanene lomhlaba wakhanya ngenkazimulo futhi wawunjengombono engawubonayo futhi unjengombono lo engawubonayo lapho ngisiza ukucitha idolobho. Futhi umbono wawufana njengombono lo engawubonayo ngisemfuleni iKebhari futhi ngawa ngobuso bami. Futhi inkazimulo yenkosi, inkazimulo yenkosi yangena phakathi endlini ngendlela yesango elikhangele ngasempumalanga. Ngakho umoya wangiphakamisa wangiletha egumeni elingaphakathi futhi khangela inkazimulo yenkosi yayigcwalisa indlu futhi ngamuzwa ekhuluma kimi ephakathi endlini futhi umuntu wayemi eceleni kwami okugcoba ukugcoba lelo thempeli ukwenzela ukubusa kwemileniyamu. Manje qaphela kuLeviticus, manje khangela ukuthi lanikelwa njani kuLeviticus. Manje nxa singabuyela ngemuva kuLeviticus siyafumana ukuthi uMose wagcoba iThempeli. Kasibuyeleni emuva nje lapho sisasekikho silaso leso sikhathi esingakana. Futhi kasibuyeleni emuva kuLeviticus futhi sithole lapho uMose agcoba iThempeli kuLeviticus isahluko 8. Oh ngiyathanda nje ukufananisa leyimibhalo ngemibhalo alikuthandi na futhi ke uthole nje umbono walokho esikudingayo lalokho esikwenzayo. Manje loba nguphi wena uyananzelela ukuthi sisebenzisa nje umbhalo njalo njalo kukho. Manje isahluko 8 sika Leviticus futhi ngilakho kubhalwe phansi lapha indima 10 qaphela uLeviticus 8:10 kasiboneni. Futhi uMose wasethatha amafutha okugcoba, wathulula amafutha okugcoba, futhi wagcoba ithebhanekeli lakho konke okwakuphakathi kwalo wakungcwelisa. Futhi wafafaza ngawo phezulu kwelathi kasikhombisa, wagcoba ilathi lazo zonke izitsha lomcengezi lonyawo lwayo ukulingcwelisa. Futhi wathela amafutha okugcoba ekhanda lika Aaron wamgcoba ukumngcwelisa. UMose enkangala engcwelisa kumbe egcoba ithebhanekeli lokukhonzela elabantwana bako-Israyeli lapho sebehambweni lwabo lagcotshwa. Manje ku-imilandu yesibili vulani futhi siza kubona ukunikelwa lapho umoya ongcwele ethatha isihlalo sakhe ethebhanekeli futhi khangela lokho okwathatha indawo. Manje ku-imilando yesibili isahluko 5 futhi kasiqaliseni kundima 13 ku imilando yesibili isahluko 5 futhi siqalise kundima 13 futhi kwathi kwenzakala lapho impondo labahlabeleli babe ukuzwakalisa umsindo owodwa ukudumisa lokubonga kwenkosi futhi lapho bephakamisa amazwi abo ngophundo la ngamasimbali lezinto zokukhalisa futhi bedumisa inkosi lokuhlabelela ngoba ulungile lesihawu sakhe simi kuze kube nini lanini khona ke indlu yagcwaliswa liyezi yona indlu yenkosi baze bama abaprisita abaprisiti babengela kuma ukukhonza ngenxa yeyezi ngoba inkazimulo yenkosi yayigcwalise indlu kaNkulunkulu uNkulunkulu weza phakathi kwendlu engcwele eyayifanele igcotshwe futhi yanikelwa kuye ukuze abantu babuye bezokhonza ngakho ukugcoba hathi eyakho engcwele indawo kodwa ukugcoba engcwele engcwele indawo futhi siyananzelela ukuthi iJerusalema elitsha ngengcwele engcwele indawo ukuthi ugcobo luza kuba luphezulu kweJerusalema elitsha elehlela livela kuNkulunkulu ezulwini lilungiselwe njengomlobokazi ececiselwe umkakhe ugcobo luza kuba luphezulu kwabo manje lapho uZerubhabheli esenikele ithempeli lakhe emva kokuba selakhiwe kakutsha alizange ligcotshwe njalo ngoba lalivele licotshiwe futhi lalidilizelwe phansi futhi nje lamiswa njalo ukucithwa okwakuzekilo lase limisiwe njalo futhi lakhiwa ngakho kwakungasela kucotshwa kwalo futhi lapho ligcotshwa ngesinye isikhathi lokho kwaqhubeka kusiya phambili futhi kuyaqhubeka phambili kuze kube yilesi sikhathi uqobo kodwa lapho uNkulunkulu emisa itabernacle millennium uza kugcoba ingcwele ngcwele hathi eyakho engcwele kodwa ingcwele ngcwele kodwa lapho inkosi ithatha isihlalo sayo okweminyaka eyinkulungwane dumo usengaphesheya manje ukugcotshwa kwengcwele ngcwele kuza kuba into yokugcina ukuthatha indawo lapho itabernacle selakhiwe ukuvuka sokubuyile amaJuda asephendukile uKristu lomlobokazi wakhe sebebuyile umJuda inkulungwane elikhulu lamachumi amane lane sebefakwe uphawu imillennium isithethe indawo kuza kuba lokugcotshwa lapho indawo engcwele engcwele iza kugcotshwa engcwele engcwele ngcwele lengcwele engcwele lapho indawo engcwele engcwele indlu engcwele lapho uNkulunkulu ayehlala khona ngaphakathi kwamakherubhi futhi lesi sikhathi uKristu uzahlala endaweni engcwele engcwele elogcobo phezu kwakhe futhi ngabasoze badinge ilanga khonale ngoba iwundlu phakathi kwedolobho liza kuba yikukhanya ilanga ngalisoze litshone kulelo dolobho njengomalume uJimi omdala ayevame ukukutsho futhi kalisoze ngoba uKristu uza kube eyilokho kukhanya ogcotshiweyo futhi inkosi izabuya futhi ithathe isihlalo sayo okweminyaka eyinkulungwane ukubusa uJeremiya 3:12-18 kuhlangene kasiyibaleni kuJeremiya isahluko 18 ngiyakholwa yebo hatshi isahluko 12 lingixolele isahluko 12 sikaJeremiya futhi kasiqaliseni ngo uJeremiya 3 lingixolele uJeremiya 3 ngibhale phansi lapho ngesikhathi ngifunda umoya ongcwele ungihambisa nje indawo ngendawo ngibhale lezi nje phansi ngakho konke engikwenelisayo uJeremiya 3 futhi ke u-12 kusiya ku-18 kuhlangene kasiyibaleni hamba uyememezela la mazwi ngasenyakatho futhi uthi buya wena Israyeli ohlehlele emuva kutsho inkosi futhi kangikubangela olwami ukubangela ukuthi ukuthela kwami kwehlele phezu kwakho ngoba ngilesihawu itsho inkosi futhi kangikuthukuthela kokuphela vuma kuphela ububi bakho ukuthi uhlamukele inkosi uNkulunkulu wakho futhi wahlakaza indlela zakho kumfokazi ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza yikho lokho abakwenzayo kusukela empumalanga entshonalanga izizwe zonke bona lokuthi gawulalelanga elizwi ilizwi lami kutsho inkosi buyani lalelani kulokho buyani obantwana abahlehlele emuva kutsho inkosi ngoba ngi T S H A D I E chatile lani amehlo abo ampumputekiswa ngoba ngipha abezizwe ithuba kodwa buyani ngoba ngichathe lani futhi ngizalithatha abe munye edolobheni futhi babe babili emulini akusibo bonke abazibiza ngokuthi amajuda abazangena phakathi kodwa lelo qembu elikhethiweyo liza kungena lo Benjamin omncane owabuyayo phansi lapho phambi kukaJosefa lelo qembu elivela esizweni sonke oyedwa phakathi kwedolobho futhi laphakathi kwemuli futhi ngililethe eziyoni futhi ngizalinika uMelusi ngokwenhliziyo yenu ozalifunza ngolwazi langokuzwisisa kuza kuthi lapho selandile laba banenge elizweni ngalezo nsuku kutsho inkosi kabasayi kukhuluma futhi umtshokotsho wesivumelwano senkosi kakusayi kucatshangwa kawusayi kukhunjulwa abasayi kuhambela kakusayi kwenziwa omunye ngaleso sikhathi baya kubiza iJerusalema isihlalo sobukhosi senkosi njengokuba eza kuba lapho bona futhi izizwe zonke zizabuthana haleluya kuwo lebizo lenkosi eJerusalema kazisayi kuhamba njalo futhi ngokwemicabango yabo ebubini benhliziyo zabo yikho lapho lelo dolobho liza kucotshwa yikho lapho iJerusalema elitsha eliza kucotshwa khona futhi zonke izizwe zedolobho kuzambulo isahluko 22 yathi amasango kawayi kuvalwa ebusuku ngoba akusoze kube lobusuku lapho futhi wonke amakhosi omhlaba aza kuletha inhlonipho yawo lenkazimulo phakathi kwalelo dolobho imiduli yawo iza kuba lilitshe lejasipa lesadiyusi imihlobo yamatshe alitshumi lambili futhi amasango alitshumi lambili aza kuba liparela eliqinileyo elilodwa isango ngalinye kuzabe kungadingakali ikhandlela phakathi lapho akusoze kube khona ukukhanya kwelanga ngoba iwundlu eliphakathi kwedolobho liza kuba iyikukhanya futhi uzakhokhelela abantu bakhe ekuphileni okungapheliyo kuza kube lezihlahla ezimbili zimile esinye kwelinye icele lomfula futhi zona zingezokusiliswa kwesizwe kulo ocotshiwe ozakuza idolobho elingcwele lisehla livela kuNkulunkulu ezulwini lisiza emhlabeni ngasithatheni kathesilokho okuzathatha indawo ngaleso sikhathi liyakuthanda na kasivuleni ku-Isaiah 65 okomzuzu nje kuhle kakhulu nje ukukweqa kuhle nje kakhulu ukukuchiya kungabe kuchisa kancane kodwa kasiqhubekeni sihamba nje Isaiah 65 lalelani lokho okuzathatha indawo ngaleso sikhathi futhi zibuze nje mngane oyisoni nxa ungenelisa ukweqa lokho Isaiah 65 ngasiqaliseni phose ngendima 17 lalelani wonke umuntu lilalelisise manje lokho kungesikhathi semillennium lapho ingcwele ngcwele igcotshwa ngoba khangela ngiyadala amazulu amatsha lomhlaba omutsha futhi okokuqala kakusayi kukhunjulwa kumbe kuze engqondweni kodwa malithokoze lijabule lakulokho engikudalayo ngoba khangela ngidala iJerusalema ngidala iJerusalema leyo liJerusalema elitsha intokozo labantu bayo injabulo luyini ucobo injabulo yenkosi ngidala iJerusalema ibe yinjabulo labantu bayo babe yinjabulo futhi ngizathokoza eJerusalema inkosi isesihlalweni sobukhosi kwesomkhulu ubukhosi besihlalo sobukhosi isihlalo sobukhosi saphakade futhi labantu baphakade kanye lenjabulo elaphakade phakathi kwedolobho eliphakade mina bo futhi ngizathokoza eJerusalema ngijabule ngabantu bami kakusayi kuzwakala kulo ilizwi lokulila lelizwi lokukhala kusukela lapho kakusayi kuba khona insuku zabantwana loba ixeku elinga pelelisi insuku zalo ngoba umntwana uza kufa esele minyaka elikhulu ubudala kodwa isoni sile minyaka elikhulu ubudala siza kuba ngesi qalekisiweyo futhi baza kwakha izindlu bahlale kizo bahlanyele izivini futhi baza kudla izithelo zazo Kabayi kwakha futhi kuhlale omunye. Lokho yikuthi uyafa futhi indodana yakho ithathe indawo yakho. Kwakha futhi omunye ahlale. Kabayi kuhlanyela futhi omunye adle kikho. Ngoba njengensuku zesihlahla siza kuba zinsuku zabantu bami. Labakhethiweyo bami isikhathi eside baza kukholisa imisebenzi yezandla zabo. Kabayi kusebenzela ize. Loba bazalele abantwana ukuhlupheka ngoba bayinzalo yababusisiweyo benkosi kanye labantwana babo kanye labo futhi kuza kuthi bengakakhuleki ngibaphendule lolo gcobo oluyinkazimulo phakathi ngemuva kwekerubi ngizaphendula lalapho besakhuluma ngizakuzwa impisi lewundlu kuza kudla ndawonye isilwane siza kudla utshani njengenkomo uthuli luza kuba yikudla kwenyoka futhi kaziku limaza loba ziphubhise entabeni yami yonke engcwele kutsho inkosi lingakweqana hach dlubuza emuva lapha njalo futhi uIsaya ekhuluma njalo kusahluko 11 indima 1 kusiya ku 9 lalelani lokho akuchoyo lapha njalo lapho ebamba umbono ngemva kokubona abesifazana indlela ababe senza ngayo ezinsukwini zokucina ni awu uIsaya 11 kusiya ku 1 futhi kuza kuvela intonga esiqwini sika Jesse ugatsha oluzamila empandeni zakhe kwakungubani lo uKristu empandeni zakhe lo moya wenkosi uzahlala phezu kwakhe umoya wenhlakanipho lo kuzwisisa umoya weseluleko amandla umoya wolwazi lokwesaba inkosi futhi uzamenza aphangise ukuzwisisa ekwesabeni inkosi futhi akayi kwahlulela ngokubona kwamehlo akhe lango ngokuzwa kwendlebe zakhe kodwa ngokulunga uza kwahlulela abayanga akhuze ububi babo ngabamnene bomhlaba futhi uzachaya umhlaba ngentonga yomlomo wakhe nangomoya wendebe zakhe uzabulala omubi abalungileyo kuza kuba libhanti lokhalo lwakhe labathembekileyo babe libhanti lokhalo lwakhe lempisi layo izahlala lewundlu lengwe ilale lezinyane leyo yimbuzi lethole lembongo lesilwane lokunenisiweyo kumbe ithole kumbe isilwane lokunonisiweyo ndawonye lomntwana omncane uza kubakhokhela inkomokazi lebhere kuza kudla abantwana bakho futhi kuza lala phansi ndawonye futhi isilwane siza kudla utshani njengenkabi lomntwana omunyayo uzadlalela phezu komlindi wenyonga lomntwana oluliweyo uzafaka isandla sakhe emlindini wephimbi ngabayi kwenza okubi kumbe babhidlise kuzo zonke indaba zami ezingcwele ngoba umhlaba uzagcwala ulwazi njengamanzi emboza ulwandle lapho kukuleyo Jerusalema elitsha leyo entsha yakhona ugatsha lapha lufanekiswa okogatsha lukaDavida yena ungokubili ugatsha lenhlumela manje emva kwalokho umlobokazi uyabonakala emva kwamaviki angamajumi ayisikhombisa umlobokazi uyabonakala kuzambulo isahluko 19 indima yesi 1 leyesi 16 ufika lomyeni wakhe inkosi elamandla Oh mina bo, kangikwazi loba siza kuthola konke kumbe hatch. Ngikuthole kunjalo. Awu, kasibaleni nje ingxenye yalokho kungenani. Nanku lapho umlobokazi azabuya khona. Ngemva kwalokho, bona, emva imillennium isingenile. Khona ke uChrist uyaphenduka kanye lomlobokazi. Kulungile. 1 kusiya ku 16 lesahluko 19. Futhi emva kwalezi zinto, emva kwalokho kuhlupheka, emva kwabo maye, emva kwempawu, emva kwezinhlupho, emva kokuphoselwa phandle kukaSathane, emva kokubekwa kwemileniyamu. Khangelani, emva kwalezi zinto, ngezwa ibizwi lesixuku esilikhulu ezulwini lisithi, Haleluya, usindiso lenkazimulo udumo amandla enkosini uNkulunkulu ngoba ziqotho njalo zilungile izahlulelo zakho ngoba wayesahlulele isifebe esikhulu leso esonakalisa umhlaba ngokuphinga kwaso futhi waphindisela igazi lenceku zakhe esandleni saso futhi njalo kwaba futhi njalo bathi haleluya lentuthu yaso yaphakama kuze kube nini lanini lelo libandla eliyisifebe elidala intuthu yakhe yaphakama abadala abangamachumi amabili lani lezidalwa ezine eziphilayo zawela phansi zakhonza uNkulunkulu ohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi sisithi amen haleluya futhi ilizwi la seliphuma livela esihlalweni sobukhosi lisithi dumisani uNkulunkulu wethu dumisani uNkulunkulu wethu lina lonke zinceku zakhe lani elimesabayo bonke abancinyane labakhulu futhi ngase ngisizwa kungathi kwakulilizwi lexubu elikhulu lalelani nanku ke bandla ngemva kokuba esenyukele phezulu kusahluko 3 nangu esiza bona futhi manje indima 6 futhi ngezwe kungathi yilizwi lexuku elikhulu futhi linjengomdumo wamanzi amanenge futhi la nje ngelizwi lomdumo olamandla lisithi haleluya ngoba inkosi uNkulunkulu olamandla wonke uyabusa haleluya khangelani umtshado wewundlu ubuya kathesi nangu esiza asithokozeni futhi sithabe futhi siphe udumo kuye ngoba umtshado wewundlu usufikile lomkalo usezilungisele nangu esiza bonke umlobokazi lomyeni futhi waphiwa ukuba embathe ilineni ecolekileyo elihlanzekileyo lelimhlophe ngoba ilineni elicolekileyo likulunga kwabangcwele futhi wathi kimi bala babusisiwe labo ababizelwe edilini lomtshado wewundlu futhi wathi kimi lawa ngamazwi aqotho kaNkulunkulu futhi ngasengiwela phansi ezinyaweni zayo ukuyikhonza futhi yasisithi kimi qaphela ungakwenzi nginceku kanye lawe abazalwane bakho futhi ngile abazalwane bakho futhi ngilobufakazi bukaJesu khonza uNkulunkulu ngoba ubufakazi bukaKristu bukaJesu bungumoya wesiprofeti ngasembona izulu livulekile futhi ibhiza elimhlophe oh mina bo nalo oligadileyo wabizwa ngokuthi othembekileyo loqotho futhi ukulunga uyahlulela futhi enze impi la mehlo akhe hayi njengamalangabi omlilo lekhanda lakhe kule miqele eminene wetheswa umqele wani na inkosi yamakhosi futhi wayelebizo elilotshiweyo okungela muntu olaziyo kodwa yena ngokwakhe futhi wayeqoke isembatho esimhlophe esicwiliswe egazini lebizo lakhe libizwa ngokuthi ilizwi likaNkulunkulu ekuqaleni kwakukhona ilizwi futhi ilizwi lalinguNkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama lahlala phakathi kwethu kwakungubani na uJesu lebizo lakhe libizwa ngokuthi ilizwi likaNkulunkulu lamabutho ayesezulwini amlandela egade amabhiza amhlophe embethe ilineni elicolekileyo elimhlophe lelihlanzekileyo dumo nangu esiza lasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali leyo futhi ukuthi ifanele ichaye isizwe futhi uzazibusa ngentonga yensimbi futhi unyathela isikamelo sewayini yentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uSomandla futhi esambathweni lethangazini lakhe wayelebizo elibhalwe ukuthi inkosi yenkosi lombusi wombusi kwakuyini abantu bakhe babemqele nje yena inkosi yenkosi lombusi wababusi ephenduka ethempelini lakhe elingcwele ecutshwe ngobukhona bukaNkulunkulu ukuphila lokubusa phakathi kwemillennium kanye lebandla lakhe amen ukubonakala kanye lenkosi elamandla ukuthatha indawo yakhe eceleni kwakhe ithempeli lobukhosi elitsha eligcotshiweyo manje injongo ekasithupha kasambulo 6:1 kusiya kusambulo 19:21 isigcwalisekile lalelani manje ekuvaleni impawu eziyisikhombisa impondo eziyisikhombisa izitsha eziyisikhombisa omaye abathathu owesifazane oselangeni ukuphoselwa phandle kukadeveli kumbe umgobho obomvu uza
phakathi kwalezi zikhathi ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu. Lingakukhohlwa, zonke lezi zinto zithatha indawo ngalesi sikhathi, kodwa nansi injongo ekasithupha yokubuya kwakhe. Liyakukholwa na? Isikhathi esikhazimulayo njani esibekiweyo esalabo abayithandayo iNkosi. Ngiyakutshela mngane, ngasingeke senelise ukukweqa lokho. Ungakweqi lokho, loba yini oyenzayo woba liqiniso. Manje isonto elilandelayo, nxa iNkosi ithanda, ngifuna ukuletha nxa engangisiza ukutshengisa nje khona kanye lapho olunye lalunye lwalezo nsuku eziyisikhombisa lapho ezathatha indawo khona ziletha le into efanayo engiyenzileyo lamuhla. Futhi ngibeke lezo zikhathi eziyisikhombisa, amaviki ayisikhombisa, amachumi ayisikhombisa, amaviki khona kanye endaweni yaleyo ndlu engcwele yamaJuda, futhi ngitshengise nje khona kanye lapho esiphila khona lapha ekugcineni iNkosi ithanda. Liyamthanda na? Lingenelisa na ukusilelwa lizulu? Sisesikhathini sokucika. Kuyini abuya ukuzokwenza? Into yokuqala, ezathatha indawo ngaphambi kokuba uJesu abuye emhlabeni, kuyini okuza kuba into yokuqala? Ibandla liza kuba yini? Liyahlithwa. UJesu uzabuya emhlabeni futhi ahambe emangcwabeni futhi axawule izandla lo baba lo mama, akhulume lathi sonke lapha futhi ahambe phezulu na? Hhayi, kuza kuba njani na? Sitsho lokho kini ngelizwi leNkosi ukuthi thina esiphilayo lesiseleyo, abaseThesalonika besibili isahluko 5, thina esiphilayo futhi esileleyo kuze kube sekubuyeni kweNkosi kasisoze sinqabele kumbe ukuvalela labo abaleleyo. Ngoba icilongo likaNkulunkulu liza kukhala, abafileyo kuKristu baza kuvuka kuqala, futhi thina esiphilayo lesiseleyo siza kuhluthunelwa kanye labo ukuze sihlangane leNkosi emoyeni. Siza kuhlwithwa ngesikhatshana ngokucwayiza kwelihlo ngaleso sikhathi, lokho kuphetha isikhathi sebandla. Khona ke phansi lapha emhlabeni uNkulunkulu uqalisa ukusebenza lamaJuda, kuza kuba laba prophet ababili isahluko 11, siza kudobha lokho. Aba prophet ababili abagcotshiweyo njengo Elijah loMose, labo engicabanga ukuthi yibo futhi bazaletha iziqalekiso ezinkulu emva kokuba sebebonile ukuthi sebemanyene leRoma isiyephule isivumelwano sayo lo mbusi. Phakathi kwaleli viki lamachumi ayisikhombisa iza kwephula isivumelwano sayo leRoma, kumbe iRoma iza kusephula kanye loIsrayeli, futhi lokho kuzabangela amanyala aqalise ukuhlakazeka. Futhi kuza kuba lesikhukhula esikhulu lapho insali yabezizwe intombi eleleyo. Umgobho iRoma yakhafula amanzi emlonyeni wayo ukwenza impi kanye lensali yenzalo yowesifazane egcina imilayo kaNkulunkulu. IRoma iza kwenza lokho. Umanyano webandla uza kubambanisa ndawonye futhi ulethe amaJuda kulowo manyano futhi obalethe ekukhonzeni kwabo ethempelini, njalo kuitsho kanje iNkosi ovela eBhayibhelini. Futhi baza kuba lebandla labo uqobo. Bayini kathesi? Ngikubambe khona kathesi nje kutsha sebe yisizwe kathesi esaziwayo, kunjalo na? Kodwa ngabakabi lokukhonza kwabo kwethempeli. Futhi lapho bemisa ukukhonza kwethempeli, ibandla liza kube selihambile. UNkulunkulu uza kuba esebenza lamaJuda njengesizwe. Futhi ke lapho sebe lethwe kulumanyana, iRoma iza kusephula phakathi komnyaka kwamachumi ayisikhombisa, iminyaka emithathu lengxenye uza kwephula isivumelwano leso kanye labo, futhi abangele amanyala lawo enza incithakalo ahlakazeke kuze kube ekupheleni. Khona ke uza kuthatha omabili amaProtestanti lamaJuda futhi abazingele. Kuleso sikhathi laba baprofeti ababili baza kuma futhi baqalekise umhlaba ukuthi aliyikuna ezinsukwini zesiprofeti sabo, futhi baza kubiza umlilo ezulwini lakho konke okunye. Lina lindani nje silokunenge okuleleyo lapha okubekelwe thina ukuthi sifunde. Oh, nguNkulunkulu omkhulu kangakanani anguye, ubaba olomusa kangakanani bangani. Mangitsho lokho njengomalisi wenu, kalinanzeleli amathuba eliphila ngaphansi kwawo, kalinanzeleli. Kulabantu abanengi abakhulu, kulabangcwele abanengi, kulezinkulungwane zabantu abangcwele abafa eminyakeni edluleyo, abantu abagcwaliswe ngumoya ababe ngathanda ukubona usuku lolu eliphilakile. Wena lami asisizakale ngakho. Kuyini okunye okumele sikhangele kikho? Kuyini esingakwenza emva kwalokho? Kungaphi esiya khona? Kuza kwenzakalani? Kumele sihambe kweyinye indawo. Kawungeke uhlale lapho isikhathi sonke. Lingaquma utshani benu. Iviki elilandelayo bufuna ukuqunywa njalo. Yebo, kabili singakafiki leso sikhathi. Ungabakhulisa abantwana bakho, ubaphe ukudla kwabo kwakusihlwa ngesikhathi sokudla kwantambama, sebelambile njalo. Baphe ukudla ngesikhathi santambama, bayabe sebelambile njalo ukusa okulandelayo. Libathengele izicathulo. Nxa be njengabami phose izinyanga ezimbili kumbe ezintathu, liyabathengela ezinye izicathulo. Uyabathengela izigqoko kulinyanga, inyanga kumbe ezimbili, uyabathengela izigqoko ezintsha. Bona, akukho okuqhubekayo, akukho okumile, akula lutho olungama. Ungafisi inotho yalomhlaba eyize, ebola ngokuphangisa. Yakha amathemba akho ezintweni ezilaphakade, kazi soze zedlula, isikhathi sigcwele ukuguquka okulesiphangi. Akula lutho emhlabeni olunganyikinywayo olungama. Yakha amathemba akho ezintweni ezilaphakade. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Uzasazisa lapho seluphelile. Lelo dolopo eligcotshiwe. Lapho sikhothamisa amakhanda ethu, nxa ungazake ubambe isandla sakhe, awungeke ubuye yini ukuzokwenza nje kathesi. Kazana encane, ungumanka omncane, omuhle manje, inwele zakho ezincane zinhle izihlathi zakho zibomvu kodwa uyazi kuyakuba nje yikusasa kuze ziyachabalala sikwazi njani kodwa iviki ezayo impethu ziza kuba zingadli emhlabathini lezo zihlathi ezinhle ezincinyane ezibomvu mfowethu osemutsha uqinile umkhulu imisipha eqinileyo uloku khangelela okukhulu kodwa emva kwesikhatshana kusasa nje lezo nwele ezinhle eziphothekileyo ziza cuthuka futhi lezo olazo eziseleyo ziza kuba mpunga wona amakhulu amahlombe aqondileyo aza khothama futhi impethu ziza kudla ingalo lenyama baza kuthwalela othulini Ngifuna lifinyelele phezulu futhi lithole isandla sakhe kathesi. Luzaphela ngolunye usuku. Imibono eminenge ngiyibonile phose duze leminyaka engamachumi amathathu ngemuva kwedesi ngabona imibono edanisa ngabona imibono ekhazimula umbono odanisayo kakhulu engake ngawubona empilweni yami njengoba sengake ngabona abantwana abalendlala esitaladeni ngabona omama bephanza isiqephu esisodwa sesinkwa umbono odanisayo engake ngawubona ngikubona indoda umuntu futhi lo ufanele ukuba yindodana kaNkuluNkulu esifa engazi uNkuluNkulu ngiyakhumbula owesifazana emile eminyango ngobunye ubusuku waleli bandla wangihleka futhi wathi ngingeke ngivumele inkomo yami ibe lohlobo lwenkolo alana kungakakwani ihola ngabizwa esibhedlela umfazi omuhle phose iminyaka engamachumi amabili lambili ubudala wayeklabalala lethani lowo mchumayeli lapha wayengumkatolika ngokholo lapho ngifika lapho udade omdala wathi usuphuzile kakhulu mfowethu Branham ufe phose imizuzu emihlanu edluleyo ngathi ngingambona wathi wakukhalela ngamazwi akhe okugcina lethani lowo mchumayeli umfowethu Branham indoda yakhe yayikhona imemeza tshono umkhuleko kuye tshono umkhuleko ngathi sokuphuzile kakhulu kathesi ngadonsela ingubo phansi wayelamehlo amakhulu kakhulu ansundu umfazi omuhle amacatha abomvu ebusweni bakhe inwele ezibomvana ebukeka sibili wezwa ubuhlungu kakhulu kwaze kwathi amacatha aphuma ebusweni njengamaqhubu amehlo akhe ayephumile phandle kwezikhala zawo kanje futhi yebo amathumbu akhe lezinso zasebenza lokho okuphakathi phakathi kwe wonke umuntu uyakwenza lokho lapho esifa ikakhulu futhi nangu elapho elele kuleso simo umlomo wakhe ukhamisile futhi inkophe zakhe lapha zazivale ingxenye yengxenye ensundu yelihlo lakhe. Kangisoze ngikukhohle, leyo ngoma yabuya engqondweni yami. Ungakhawukeli inotho yalumhlaba eyize, ubuhle ukuziphakamisa. Ngama ngaseceleni kwendoda khona ngaphesheya lapha ePort Fulton isifa. Bangibiza eceleni kombheda wakhe, futhi ngakhuleka kanye laye lapha eLatin ngobunye ubusuku. Wabeka ingalo yakhe egone umfazi, ngathi susa ingalo yakho kulowo mfazi, wathi ngimkhokhelela kuNkulunkulu. Ngathi hatshi, ingalo yakho imgonile. Kangikholwa ezintweni ezinjengalezo. Wasengizondela waphuma ngesiphangiphangi ethukuthele emnyango. Ngaya kuye ngemva kwesikhatshana lapho esifa. Wangikhangela ebusweni wathi, ungangikhulekeli mfowethu Bill, ngilahlekile. Kangise wathi, konke engake ngakuthola akusekho. Ngema khona phandle lapha ekhoneni isikhadlana esincane kusukela lapha olunye usuku endodeni eyangibizela eceleni kompeta wakhe ngesikhathi esifa. Wathi ngangihlala ngifuna okuthile thile lokuthile. Wathi kodwa kangizange ngikhonze inkosi izikhathi eziningi, ngayekela ukuya eLatin. Wathi, mfowethu Branham, khuleka ukuthi uNkulunkulu uzavumela inkazana yami encinyane yenze ukubuyisana ngezinto engazenzayo, mhlawumbe engenzela inkosi enye into. Ngathi lokho akungeke kwenziwa mfowethu, izinto owawungabe wazenza zilahlekile. Ngama eceleni kwendoda ngambona eLuisa Odeveli okwamahola angamachumi amabili lana. Wathi Odeveli babemile eceleni kombheda wakhe lamaketane ethandelwe entanyeni zabo. Wathi, ungabavumeli bengithathe, eklabalala. Ngambandezela embhedeni wathi, nangu emile, alikuboni na? Kuyangilanda. Wayebeke kude uNkulunkulu isikhathi eside. Wayeleziphala ezinkulu zicwele ngefolitshi, zicwele ngenqoloyi, amabhiza amahle okuncintisana. Umnyaka ngaphambi kwalokho wathuka uNkulunkulu ebusweni bakhe, wachaya umkakhe ngenxa yokuya eThebanekeni. Liyakwazi okwayenzakalayo, umbane wachaya isiphala sakhe, futhi wabulala amabhiza akhe, wachisa ifolitshi yakhe, futhi indoda yafa ngolunye uhlobo lokuthakathwa eliswa oDeveli ukuthi besuke kuye. Futhi umngane wami owakudala Dumo emilele weza ekucineni komgwaqo. Ngathi, usuhamba na baba? Wathi, lokho yikho Bhili. Ngathi, kunjani na? Yena wathi, konke kulungile. Wathi, letha abantu anabami ngaseceleni kombheda. Wabeka izandla zakhe ezindala ezibuthakathaka phezu komunye lamunye wabantwana bakhe, futhi wababusisa. Watshela amadodana akhe amabili wathi, lengisani izandla zami ziphakamiseleni phezulu njengalokhu uJoshua loKhelebu abakwenzayo. Angazi lokhu ayeza kukhuluma. Wathi, usuku lokujabula, usuku lokujabula. Selokho uJesu wageza izono zami, wangifundisa ukuthi ngilinde njani lokukhuleka, futhi ngiphile ngithokoza nsuku zonke. Silazo ezinye zalezo zinto ukuthi size kuzo bangani. Akula muntu ngaphandle kofisa ukudla okuhle, ukuchayela imota enhle, sibe lokuhle lokho esingaba lakho. Kangimsoli, lokho kulungile. UNkulunkulu ufuna ube lakho lokho. Gasiphakamiseni izandla zethu manje lapho sihlabele. Lapho sisukuma, ngasichibilikeni nje futhi siqawule isandla lomunye umuntu kathesi. Siza kuqhubeka siye phambili inkonzo isikhatshana nje. Kodwa ngifuna lichibilike lapho sihlabela enye indima yaleyo ngoma. Kwenze baba, kwenze baba, kuNkulunkulu, kwenze ntanga, kwenze mfowethu, kwenze mfowethu. Galithokozi, ngaye na, uthini amen. Bonke labo abamthandayo uthini kayidunyiswe iNkosi. Bonke abakholwayo ukuthi liyahamba kulelo dolobha elimakhona mani, phakamisa isandla sakho. Sibambe okomzuzu nje kanye lengoma yakho. Ngiqonde kulelo dolobho elihle. Kuhamba njani lokho manje? Gali kuthandi lokho na. Tanda na. Manje lingakhohlwa isonto elilandelayo ekuseni ihola lesifica munwe munye lengxenye futhi ke siza zama nqa inkosi ithanda singene ngesikhathi ukuze sibe lomkhuleko wabagulayo isonto elilandelayo ekuseni ngehola lesifica munwe munye lengxenye. Lalela nje kulindini.
When the temptation arrives.
lokho kuza kwenza.
Gathesi nginikela inkonzo kumalusi umfowethu Neville ukuze abe lamazwi akhe okuvala futhi loba yikuphi lokho angakutsho.